Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Bande mile okwesikhatshana nje ebukhoneni benkosi asibaleni okuvela elizwini lakhe ku-Exodus isahluko 4. UMose waphendula wathi, kodwa khangela kabayi kungikholwa kumbe ukulalela ilizwi lami, ngoba baza kuthi inkosi kayibonakalanga kuwe. Futhi inkosi yasisithi kuye, kuyini lokhu okusesandleni sakho? Wasesithi yintonga. Yasisithi iphosele emhlabathini, futhi waseyiphosele emhlabathini, njalo yaba yinyoka, futhi uMose wayibalekela. Futhi inkosi yathi kuMose, yelula isandla sakho, njalo uyibambe ngomsila. Waselula isandla sakhe, futhi wayibamba, njalo yaba yintonga esandleni sakhe. Ukuze bakholwe ukuthi inkosi uNkulunkulu waboyise babo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, lo uNkulunkulu kaJakobe ubonakale kuwe. Futhi inkosi yaqhubeka isithi kuye, faka kathesi isandla sakho esifubeni sakho. Futhi wafaka isandla sakhe esifubeni sakhe, futhi lapho wathi esesikhiphele phandle, khangela sasesilobulephero njengeqwa. Futhi wathi, faka isandla sakho esifubeni sakho, njalo futhi wasesifaka isandla sakhe esifubeni sakhe, njalo wasesikhipha esifubeni sakhe, futhi khangela sasesiphenduke njengejwabu lakhe elinye. Futhi kuza kuthi nxa bengakukholwanga wena kumbe ukulalela kulizwi lesibonakaliso sokuqala, bazakholwa ilizwi lesibonakaliso sesibili. Futhi kuza kuthi nxa bengakholwanga wena lezibonakaliso ezimbili kumbe bengalaleli ilizwi lakho ukuthi wena uza kuthatha amanzi omfula njalo uwathele emhlabathini owomileyo, njalo amanzi owakhiphe emfuleni aza kuba ligazi phezulu komhlabathi owomileyo. Asikhothabiseni amakhanda ethu ukuze sikhuleke. Manje ungaba lesicelo kulintambama ongathanda ukusazisa enkosini. Phakamisela izandla zakho phezulu njalo uthi, Nkosi, ngikhumbule lami kathesi ngilesidingo. Baba wethu osezulwini, siyasondela kuwe njalo kulintambama sinanzelela ukuthi lapho sikhothamisa amakhanda ethu sikhangele ethulwini lapho esivela khona, njalo nxa wena ungaphuza sizabuyela ethulini, kodwa silethemba elibusisiweyo elesithembiso esikuKristu ukuthi bonke labo abakuNkulunkulu uKristu uza kubaletha laye. Siyakubonga wena ngaso lesi isithembiso esilenkazimulo, futhi ngiyathandaza Nkulunkulu ukuthi uzakhumbula wena omunye namunye wabo kwabaphakamise izandla zabo. Lesami njalo Nkosi, ngiyathandaza lobu busuku ukuthi ekuvaleni kwaleli hola lokukholwa ukuthi wena uza kupha abantu ukukholwa okunjalo kulobu busuku, ukuba inkosi uJesu iza kuba luqobo kakhulu komunye lomunye wethu, ukuthi akuyikuba lomuntu obuthakathaka phakathi kwethu ngemva kwalobu busuku. Makuthi isoni sonke sinanzelele ukuthi sisebukhoneni benkosi uJesu, futhi ke ephenduke izono zakhe njalo enikele inhliziyo yakhe kuwe, njalo egcwaliswe ngumoya kulamahola okucina amabi, njengoba sikubona khona njengethunzi elikhulu linyenya phezu komhlaba. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuholwa kobuNkulunkulu kulobu busuku, ukukhuluma njalo lokuzwa. Makuthi uMoya ongcwele athathe umhlangano kathesi, njalo ahlephule isinkwa sempilo komunye lamunye wethu lapha silezidingo, ngoba siyakucela khona ebizweni lakhe. Amen. Lingahlala phansi. Ngiyathemba ukuthi ngalobu busuku sizakwenelisa ukufeza lokho esizama ukuthi senze abantu bakubuye uqobo lokuba lokukhona kuNkulunkulu. Manje kusasa emini ngehola lesibili lengxenye bonke abalamakhadi okuthandazelwa bazathandazelwa futhi ke ukuze siqiniseke ukuba akula osalayo engelawo amakhadi okuthandazelwa ubusuku ngabunye siyapha amakhadi okuthandazelwa futhi uzawanikeza njalo kusasa phose mhlawumbe phose ngo-1:30 kumbe okuthize okunjengalokho lapho nje umhlangano ungakaqalisi futhi bonke abafisa ukuthandazelwa noma ngubani wabathandekayo benu bayekeleni babuye futhi bathole ikhadi lokuthandazelwa ngempela baza kwamukelwa kulo ikhadi lokuthandazelwa futhi siya ngifuna ukuthandazela abantu ngokuba beka izandla phezu kwabo lokuba thandazela bona manje nxa ukholo lwakho lungeke luphakamele phezulu ebukhoneni benkosi uJesu futhi umemkele yena njengomsilisi wakho futhi wena ukholwe ukuthi nxa singakhuleka njalo sibeke izandla phezu kwakho ukuthi lokho kuza siza awuke thina ngempela silapha ukuthi siyenze loba yini oyifisayo isizathu esenza ngakwekela kwaze kwaphuza kangaka ngibona ukuthi wonke engingenelisa ukuthi ongenelisa ukufika njalo athinte uNkulunkulu mayelana ngaleso sisekelo futhi asila abanenge kulo isakhiwo kaSikho School futhi ke asilabo abantu abanenge futhi singathatha kusasa emini futhi sikhulekele bonke esilabo lapha sibekela imini leyo njengo ukuba sikhulekele abagulayo futhi silapha kwenza yonke into esingayenzi ukusiza ukwenza impilo ibe ngconywana kuwe ukwenza umthwalo ube lula kulo luhambo esiluhambayo futhi ke loba usiphi isikhathi ukuthi loba ngubani ozokusithi kusithi bangafuna ukubuya enkosini uJesu loba yipi ingxenye yenkonzo enzakalayo vele uhle ubuye ungalindeli kuze kwenziwe ukubiza elathini ungalindeli ukuze ukunxuswa kwenziwe wena vele uhle ubuye khonapho umamukele uKristu ubuye ngapha phezulu njalo umvume yena khonapho ngoba yiyo injongo yethu emqoka ukuba lapha yikubona imphefumulo izalwa embusweni kaNkulunkulu futhi kathesi kusasa isonto njalo kuzaba lesikolo sesonto amabandla isizathu sisiba lenkonzo zethu emini ngesonto yikuthi singaphambanisi ngitsho noma yiphi inkonzo siyakholwa ukuthi wonke umKristu kufanele abe lebandla lakhe lekhaya lapho angena kulo wonke umKristu kufanele ukuthi ahlangane kwenye indawo labakholwayo futhi lobangapi elihlangana khona yilo ibandla kathesi aluba bengihlala lapho bengiza kuba ngomunye kwamabandla lapho abafundisi labo abalapha labo abasebenzelanayo abawamelayo ngenxa yani ngoba balapha behlezi phezulu kweplatform ukuze babone ngabantu bonke ukuthi bavumelana lalokho okwenzakalayo bayakholwa kulolu hlobo lwentshumayelo ukusiliswa kobuNkulunkulu ubhaphathizo kamoya ongcwele nokunjalo balapha besipha ubufakazi kukho yibo abangxusileyo ukubuya lapha ukuthi mhlawumbe intshumayezo inkosi engiphe yona ingasiza amabandla abo manje ngumelusi qobo odingayo yonke inzuzo kamoya angenelisa kukho konke uNkulunkulu akwenzayo ukuthi uzama konke angakwenelisa ukuncedisa ibandla lakhe ukuba liqhubekele phambili ngoNkulunkulu sibili ngiyethula ingwane yami ekubukeni umfundiso njalo njalo la madoda akwenza lokho ngaphansi kobunzima futhi ungakholwa lokho ukuba liqiniso bakwenza lokho ngaphansi kobunzima futhi ngileqiniso ngiyabonga ngamadoda amakhulu anje kaNkulunkulu abathanda ukuthatha indawo yabo njalo lomlando wendawo yabo ngaphezulu kokukholwa kwabo njalo njalo bakholwe uNkulunkulu ahlale ebabusisa njalo ngileqiniso ukuthi bazalenzela kuhle kathesi nxa ungomutsha lapha dinga lapho abafo wethu laba okulama bandla abo lapho akhona libavakatshele kusasa baza kuba lenkonzo eziqakathekileyo njalo kula bachumayeli lapha abazabe bekhuluma emabandleni ehlukeneyo njalo njengoba kumenyezelwe ngakho libe kuwo kusasa.
Njalo ke kusasa emini, nxa ungathanda ukubuya enkonzweni yokuvala, singathaba kakhulu ukuba lawe. Wonke amabandla, zonke inhlangano, ngoko umuntu wonke. Wonke umuntu emkelwa, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, Church of Christ, Church of God, Katolika, Orthodox Jew, ongakholwayo loba uyi, sonke si liyanxuswa. Uthi ongakholwayo yebo nomzane. Nxa ongakholwayo engabuya emhlanganweni njalo ehlale phansi njalo aziphathe yena uyamkelwa njengomuntu wonke uqondile. Enye into yikho esimfunela khona lapha ukuthi enye into ingenziwa engamsiza ukubona iphutha lakhe njalo abuye enkosini ngoba singempela. Bangaka bake babala umbono omncinyane owalotshwa kumagazini yamadoda angosomabhizimusi angamaKristu futhi ngiyakholwa ezilutshwane ezinenge ima eye ukukhangela ngaphesheya kwekhetheni lesikhathi. Manje lokho kuliqiniso mngani, awungeke wenelise ukukhutha lokho. Ngibenga umuntu owahlukileyo kusukela lapho, yazi ukuthi kuloqobo. Ngakho ngiyathemba nje ukuthi akula omunye wenu oza kukhutha lelo zulu elikhulu uNkulunkulu olalo lamakholwa. Ungalikhutha kuyini okwenzileyo lapha emhlabeni, ngoba kawusazi isikhathi ozamele uthiye lumhlaba. Kodwa uyazi into eyodwa ngeqiniso, kuzamele uthiye wona. Ngakho nxa kuliqiniso lokho, ngakho angeke yini sibe yisithutha kakhulu ukuzama ukufika nje angeke senelise ukuthatha loba yiluphi uhlobo lwethuba. Bona, kumbula nje, kholwa ilizwi likaNkulunkulu futhi laso sonke isethembiso kulo. Cabanga nje, kuyini okwabangela konke ukugula, konke ukubulawa inhliziyo, konke ukufa, bonke ubunzima, usizi lonke lomntwana omncinyane ogogekileyo, zonke into lezi, izilima, iziphofu, zonke izibhedlela ukuba zakhiwe, ngoba umuntu oyedwa kakholwanga nje ingxenye eyodwa yelizwi lo kwakungu Eva. USathane walimboza nje kuye, hathi ukulitsho njengoba lalinjalo, kodwa walimboza kuye wathi, sibili inkosi inhle kakhulu. Uyakuzwa kakhulu lamhlanje, ngakho kungukuthi uNkulunkulu esiba nguNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu omuhle, kodwa khumbula yena unguNkulunkulu wobungcwele, unguNkulunkulu ongeke eqa isono. Isijeziso sesabhadalelwa futhi kumele ukwamukele khona ezindleleni zakhe. Futhi khumbula yena nguNkulunkulu ozandayo, uNkulunkulu othukuthela, futhi uzakuma phambili kukaNkulunkulu ozondileyo, hathi nje uNkulunkulu wobuhle nomusa. Kulobo busuku yena ungumsindisi wakho, ngalolo suku yena ungumehluli wakho. Ngakho ube leqiniso ukuthi awuthiyi lutho olulodwa lungenzwanga ngani. Akusoze akubhadali, ungayi kukho nje mahlayana, ngoba leqiniso qiniseka ngokuphindiweyo, ngoba kawulitholi elinye ithuba. Leli yilo ithuba lakho kuphela usaselapha emhlabeni. Khumbula indoda enothileyo loLazaro kulodonga olukhulu phakathi laphakathi kwakho layo, kuze kuthi akula muntu owake walucapha kumbe ozofa walucapha. Bona, lapho ungafa lokhu sokuphelile. Ngiyakwazi abantu bayatsho ukuthi bayathandaza uphume kulezo ndawo, kodwa ungaqali ukukholwa khona lokho. Uphikisana lelizwi likaNkulunkulu. Bona, indlela isihlahla esilenge ngayo iyo indlela esiwa ngayo. Futhi uJesu wathi ngokwakhe ukuthi kwakuludongo ukuthi nxa umuntu engafa njalo ehambe esihogweni, wayengeke ngitho abuye ezulwini. Akula umuntu owake walucapha lona njalo kasoze wakwenza. Lokho kuphelile khona ngokubona kwami. Lapho uJesu esithi kwakuyikho khona, yikho kwakho konke. Ngakho khumbula nje, kathesi lithuba lakho, futhi lobu busuku ungaba lithuba lakho lokucina. Ungakubamba ukuthi kuyini okwenzakalayo. Nganje ungenelisa ukubona. Ngiyethemba awucabanga ukuthi ngikhuluma kanje ukuthi ngizama ukukufuzelela ukuthi ukhangele emuntwini othile kumbe ukholwe othile umuntu. Angenzi lokho mngani. Ngizama ukwenza ukuthi ukholwe lo esisebukhoneni bakhe, kathesi uJesu Kristu, yena lo uNkulunkulu oza kwahlulela wena ngalolo suku ulapha ezibonakalisa ngokwakhe ebukhoneni bakho, into yona yena ayithembisayo yena uzayenza kulezi nsuku zokucina. Ngiyacabanga umfowethu Price ekuseni lamuhla ekudleni kwekuseni uphe isibonelo esihle sokubuya ejikweni ngakho ubusukhona ejikweni likukholisile lokho ngeqiniso ngikholisile khona sibili sibili kubekwe kuhle manje ngakho khumbula kwesinye isikhathi ejikweni kodwa kasikhumbuleni kufanele sikhone emajikweni lawo ngachumayela ngalokho kwesinye isikhathi ngakubiza ngokuthi ukuhlangana kwendlela sifika ukuhlangana khona indlela kanenge kumele sihambe ngale indlela futhi sibhode endleleni ezijiyene manje lobo busuku okwemzuzu elandelayo emlutshwana ngifuna ukuthatha isihloko sokuthi ilizwi lesibonakaliso futhi manje inkundla yethu iqala lobo busuku ebhokwini lika Exodus njalo uExodus utsho ukuphuma phandle ukukhitshelwa phandle manje zama ukulalelisisa ngokwanelisa kwakho ngizakuthanda ukulichumayeza kwesinye isikhathi lingumbuthano omuhle kodwa angila nje iphimbo ngisebenzise nje kakhulu lokho futhi ngiyakwazi ukuthi khona kuza kuba yini ufanele ngiphumule kancane kathesi bose insuku eziyifica minwembili kumbe ezilichumi ngingakaqalisi omunye umhlangano olandelayo Bon, kawusiwo nje lo umhlangano lapha kuphela. Imihlangano usuku ngosuku, iviki ngeviki, inyanga ngenyanga, umnyaka ngomnyaka, bona futhi ungakucabanga. Futhi cabanga kuzo zonke izikhathi, umnyaka ngomnyaka, kawukaze kube lalapho yena ake watsho noma ulutho phandle kokwaphelele iqiniso xathu. Kuzo zonke indimi emhlabeni wonke jikelele kasikhombisa bona akula muntu loba ngapi ongatsho phandle kokungakupheleleyo qathu kuthenta sonke isikhathi lapho yena esithi into ethile izenzakale yenzakale nje qathu ngayona leyo indlela ukukhulume khona okwamaviki lezinyanga neminyaka loba khona kungakwenzakali futhi kuhlezi kuphelele kuthenta ngitsho lesikhathi esisodwa kusehluleka futhi akusoze kwahluleka ngoba nguNkulunkulu manje ngingehluleka njengomuntu ungavele ungikhangele mina njengomzekeliso ngoba nginjengawe isoni nje esisindiswe ngomusa kodwa lo nguNkulunkulu owedlula imbeko bona ezibonakalisa ngokwakhe yena akudingeki ukuthi enze lokho kodwa yena wathembisa yena uzakwenza uJesu wasilisa ngoba ungagcwalisa ilizwi wenza izinto lezi ngoba ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lizagcwaliseka ikho yena akwenzela khona lamhlanje ukuze ilizwi ligcwaliseke leli engelikhulumekini ubusuku ngobusuku manje nanzelela nxa ubukho bakhe buseduze bona ngeqiniso bona buletha amadlabuzane njengoba ngikhulumile kuseni yonke into engela madlabuzane ifile futhi loba yipi inkolo engela madlabuzane kuyo ungcono ingcwabe ifile khona kuletha amadlabuzane yena uyasiphilisa kodwa nxa sesiphilisiwe asikhumbuleni kuyini okusiphilisileyo kuyini okwenzileyo khona yibukho bukamoya ongcwele uJesu Kristu ephakathi kwethu ezitshengisa yena ukuthi yena uyaphila hatshi umzimbo obambekayo ngoba ngaleso isikhathi lowo mzimbo obambekayo uphenduka uvela ezulwini isikhathi sizabe sesingasekho yikho konke njalo siyakwazi ukuthi siphakathi siphila ensukwini zokucina lapho into lezo sezizakwenzakala manje uNkulunkulu useke waba lokuphuma kanenge ngemuva kulo konke kuhamba phakathi kokuthathu kuNkulunkulu uNkulunkulu upheleliswa kokuthathu ukubuya kokuqala kukaKristu ukuzohlenga umlobokazi wakhe ukubuya kwesibili kukaKristu ukuzokwamukela umlobokazi wakhe ukubuya kwesithathu kukaKristu lomlobokazi wakhe ukuzobusa kumileniyam konke kugijima kokuthathu manje bekukhona kuza kuba khona ukuphuma okuthathu okunye kwakho uNkulunkulu wabangenisa phakathi komphumi ukuze baphume uhambo phezu komhlaba isikhathi esilandelayo uNkulunkulu wabakhupha phandle kweJibhite futhi isikhathi esilandelayo uNkulunkulu wabathatha baya phezulu phakathi phandle phezulu ukuphuma okulandelayo yikuya phezulu sikhangelane lokugodwa kathesi isikhathi sokuya phezulu kufana njengempilo yenza into efanayo. Siyangena phakathi empilweni, siyaphuma phandle kwempilo, sivuselwe phezulu empilweni kuyinto nje qathu efanayo. Ngakho inkundla yethu lamhlanje ivulwa kuExodusi. Futhi uNkulunkulu wayeselungiselela ukuthatha isizwe sakhe, uIsrayeli isizwe. UNkulunkulu kasebenzi lo-Israyeli engumuntu ngamunye. U-Israyeli yisizwe, uhlezi esebenza labo, futhi ezinsukwini zokucina ngemva kokuhamba kwebandla. Ngakho uNkulunkulu uzasindisa u-Israyeli njengesizwe, basekhaya labo kathesi balindele khona. Futhi baza kusindiswa ngebhayibheli lacho, isizwe sizazalwa ngosuku olulodwa. UNkulunkulu kasebenzela amaJuda bengumuntu ngamunye, yena usebenza labo njengesizwe, Israyeli izikhathi zonke ngoba isizwe sakhe. Futhi lapha yena ulungiselela ukukhupha isizwe sakhe phakathi kwesinye isizwe ngokuphuma ekhupha abantu bakhe ekwahlulelweni, futhi lawo manzi agalulisa umhlaba asindisa uNowa. Bona futhi lo umoya ongcwele abantu abawalayo lamhlanje uzemukela ibandla njalo ulise lona phezulu, futhi ulethe ukwahlulelwa phezulu kokungalikholwa lona. UJesu wathi lapho bembizi yena ngokuthi Belizebubhi, ngamanye amazwi yena wayeyisanuse, babe yena wathi, ngiza kuxolela ngalokho. Indodana yomuntu umhlatshelo wawungakenziwe, kodwa nxa umoya ongcwele usubuyile ukuzokwenza into efanayo, izwi elilodwa eliphikisana lakho alisoze laxolelwa kulo umhlaba kumbe emhlabeni ozayo. Kumele kwaliwe, futhi-ke ukwahlulelwa sokutshaya ngemva kwalokho. Bona uduba yikuthi siya kungibeka engqondweni yeyinye indaba engayibalayo kwesinye isikhathi nomunye umtshayeli womkhumbi omdala owayevela elwandle, futhi lo omncane oyimbongi engumngisi owayesiya elwandle. Futhi imbongi yayibhale okuningi mayelana ngolwandle, kodwa wayengakazi alibone. Ngakho waye sehla sendleleni yakhe, futhi lumtshayeli omdala wathi kuye elengidi yakhe esiphela isemlonyeni, wathi, kanti uyangaphi ndoda enhle? Yena wathi, ngiya phansi elwandle. Yena wathi, angaze ngilibone lona, ngibhale ngalo futhi lokuthi abanye bathini, kodwa wathi, oh, ngiyajabula ukwazi sengisondelela duzane lolwandle. Yena wathi, oh, ukunuka amanzi alo alesawuto elinenge, ubona awalo amakhulu amhlophe amagagasi epatshaka phezu kwalo, njalo lesibhakabhaka esiluhlaza sizikhazimulisa ngokwaso, njalo ngokuzwa inyoni zolwandle zilokhu ziphapha phezulu, oh, ngiyajabula ngokucabanga ukulubona nje lona. Lowo mtshayeli omdala wathi, mina ngazalelwa kulo iminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo, angiboni lutho oluhle ngalo. Bona wayesebone okuningi ngalo, lwaze lwajayeleka kuye. Manje yilo uhlupho ngebandla lePentecost lamhlanje, selibone okuningi kukaNkulunkulu. UNkulunkulu waze wajayeleka kubo, ungavumi ngitsho ukuba kukwenze khona. Lapha kungasisikhathi eside sedluleyo, eLouisville, Kentucky, lapho imvela khona Jeffersonville, Indiana, uphetsheya komfula lakho, owesifazana wayengena esitolo esichiphileyo, futhi waye lo mfana omncinyane engalweni yakhe, njalo wayesiya ema-akhawunteni futhi esekhathazeka kakhulu. Wayethatha olunye ulutho alutshengise umfana omncinyane, waye nje futhi aquzula amehlo, wayehamba kwenye ikhawunta futhi adobhe olunye ulutho alutshengise lona umfana omncane, wayequzula amehlo nje. Futhi ngemva kwesikhathi wasedobha ibhera encane, njalo waqala ukuyikhalisa, futhi umfana omncinyane waquzula amehlo nje, futhi waqala ukuhlaba umkhosi, njalo waphosa izandla zakhe phezulu. Futhi abantu ababe phakathi kwesitolo esichiphileyo babemkhangele, ngakho basebehamba kuye ukuyadinga ukuthi kuyini okuphambanisekileyo. Yena wathi, ngilo umfana wami omncinyane, wathi ule minyaka emithathu kuphela. Futhi wathi, mina ngesikhatshana nje phose umnyaka odluleyo uyathatha njalo aphonge ukuhlala futhi aquzula amehlo emoyeni. Futhi wathi, ngimhambise kudokotela, futhi wathi ukuthi udokotela wabhalela imithi ethile lokunye. Futhi wathi, futhi udokotela ungitshelile namuhla ukuthi ucabanga usengcono, kodwa wathi akakho ngcono. Wathi, ngizunguze into yonke phambi kwakhe, okumele kukhanye umfana omncinyane weminyaka yakhe ukukhanga yonke into engakhanga umuntu wonke oncinyane weminyaka yakhe ngizungeze phambi kwakhe futhi uyahlala njenjalo equzula amehlo emoyeni wathi gakho ngcono.
That's something like the Pentecostal church. God has shook every gift in the Bible before him and they're still sitting staring in space just like it was something wrong. It's time that we woke up, friends. Before it gets too late. Remember, God don't shake those gifts unless he's trying to attract your attention.
Leyo yinto enjengebandla lePentecost. UNkulunkulu sezungeze sonke isipho eBhayibhelini phambi kwabo. Futhi lokho behlezi bequzula amehlo emoyeni kungani nje bekuyinto ephambanisekileyo isikhathi sokuthi sivuke bangani kungakaphuzi kakhulu khumbula uNkulunkulu kazungezi lezi zipho ngaphandle ezama ukukhanga ukukhangela kwakho uNkulunkulu wayekhupha isizwe phakathi kwesizwe njengoba ekwenza yena kathesi uza kupha umlobokazi aphume ebandleni echiya intsali yembewu yowesifazane abakhethiweyo baza kukhutshwa phandle kwebandla ibandla ngokwenyama lizahlala lapha lingene ngasebuhlukulwezweni lapha abakhethiweyo kwesinye isikhathi bathiwa ngabaqanjiweyo abakhethiweyo insali kazikhangeleni ukuthi yena wakwenza njani lapho ngoba yena akaguquki indlela zakhe zokwenza ngazo izinto uNkulunkulu ule ndlela eyodwa yokwenza ngayo izinto njalo yiyo indlela yena ayenza ngayo futhi yiyo indlela elungileyo izikhathi zonke bona ukuthi yena wakwenza njani la ngendlela yena ayenza ekuyo futhi thina singakuthi chazi lokho manje mina ngingufanekisa ngeqiniso mina angilamfundo ufanele ngikhangele emuva ngibone yena akwenzileyo futhi thina safundiswa ukuthi iTestament elidala lali isithunzi sezinto ezizayo ngakho nxa ngikhangela lapha njalo ngingakazi ngibone isandla sami futhi ngibone isithunzi sesandla sami njalo ngile minwe emihlanu ngiyaba lomqondo omuhle ukuthi lapho isandla sami sifika khona ngile minwe emihlanu ngakho okwenzakala kibo kwakuyimzekeliso yokuba uNkulunkulu wenza njani izinto indlela yena ayenza ngayo khona kathesi futhi indlela yena ayenza ngayo khona yena kafi eguquke kulokho sonke isikhathi eBhayibhelini yena kafi aguqula indlela zakhe zokwenza izinto kuqhubeka kufanana ngoba indlela yakhe yaqala yokwenza khona indlela epheleleyo ngoba yena angeke ebe nenye indlela ngoba yena uphelele njalo yena indlela zakhe zonke ziphelele khangela ukuthi yena wakwenza njani uMose wabizwa futhi wagcotshwa phambilini ukuthatha lomsebenzi owayeyiwo owaye uthethe uNkulunkulu manje ngiyacabanga ngalingaxoxa ngalokho futhi angikutsho lokho mahlayana ngiyakutsho kuphela kuplatform leyi kuphela angazi lutho njalo angifuni ukwazi ulutho ngaphandle kaNkulunkulu manje ngiyacabanga yikho abazalwane bethu beletter rain abaxobanisa khona bona bayabekana izandla phezu komunye lamunye njalo babenza abaprofeti labo lokunye manje lokhu akukho embhalweni izipho lokubizwa akulani lokuphenduka wena uzelwe uyilokho oyikho wena uyilokho ekuqaleni oyikho bakhangele labo bafarisi ensukwini ezedlulayo babe lokukhanya okuncinyane nje ngoba babe lomthetho futhi baphila ngomthetho kodwa ngemva phansi enhlizweni zabo kwakumnyama chu futhi kwakukhona owesifazane omncinyane oyisifebe eyakhe impilo yaphambili phezulu lapha yayimnyama chu yena waye ngolesimilo esibi kodwa phansi enhlizweni yakhe wayemiselwe ngaphambili empilweni futhi ke lapho uJesu ilizwi efika enkundleni lawo mafarisi athi lundoda nguBeelzebubu kwenzani khona wacitha ukukhanya okuncane ababelayo uJesu wathi lingabakayihlo udeveli njalo lemsebenzi yakhe liyayenza kodwa lapho lo omncane umfazi womubi esiza futhi wabona ilizwi likaNkulunkulu wabalazi lona ngaliphilanga lona kodwa wabalazi lona futhi masinyane lona likhuluma laye wathi mina ngiyabona wena ungumprofeti futhi yena wathi mina ngiyakwazi uMesiya uza kwenza lokho futhi yena wathi mina nginguye yena kwenzani khona kwahlambulula ubunyama njalo bakwenza konke kwaba mhlophe kungani kwakulembewu eyayilele khonapho imbewu emiselwe phambili eyayise kwakungu mqondo kaNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa. Kukhona umhlobo owodwa wempilo engapheliyo. Nxa ulempilo engapheliyo ngakho ke wena ngokwakho wawusemcabangweni kaNkulunkulu umhlaba ungakadalwa. Wena uyisimilo somcabango wakhe ngoba okungapheliyo akuzange kwaqala kumbe ngeke kwaphela. Wena uyingxenye yenotho kaNkulunkulu kokuphela. Khona kuyabonakalisa nje sokusiba kathesi balawo owodwa umfanekiso ukuthi bawukhulise. Lokho yikufa ngakho inegative sokusiba ipositive ngakho sukumi lobokazi futhi lo Kristu lapho yena ecabanga njengendoda lomfazi lamhlanje ngakho uNkulunkulu uKristu lebandla bazafana manje abakhethiweyo babizwa. UMose wazalwa engumntwana ofaneleyo. IBhayibheli lathi ukuthi omunye wabaprofeti uJeremiya uNkulunkulu wathi wena ungekenziwa esibelethweni sikamama wakho mina ngakugcuba ukuba ngumprofeti ezizweni. UJohane umbhabhathizi kungani kwabonakaliswa empalweni u-Isaya iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lethumi lambili engakabuyi wathi yena ulilizwi lalo omemezayo esenkangala lungiselela indlela yenkosi. Futhi phose iminyaka engamakhulu amane engakabonakali futhi siyathola uMalaki wathi khangelani mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukuzolungisa indlela phambi kwenkosi. Bona wayegcotshwe phambilina futhi ke zazinjalo zonke izinkundla zikaNkulunkulu nxa zibizwe nguNkulunkulu nxa befundiswa yikho zinkuni zamabhomba kuphela bona angeke kwaba yilutho. Nxa kulitikiti lokudla ubusuthengisa ubuzibulo ngenxa yetikiti lokudla uza yekethisa ukuthi uhambe lenhlanganiso kumbe iqembu elithile kodwa nxa kungokukaNkulunkulu uza kumala lelo lizwi kungenani ngoba wazalelwa ukumalalo. UMose akula omunye owayengathatha indawo yakhe, akula omunye owayengayenza umsebenzi yena wayegcotshwe ukuwenza wona. Futhi bazalwane dade nxa ulempilo engapheliyo wagcotshelwa ukwenza into ethile mhlawumbe umfazi wendlini olungileyo mhlawumbe enye into kodwa akula muntu ongathatha indawo yakho. UNkulunkulu kwenzele indawo, ungazami ukuthatha indawo yomunye, lokho yikulingisela kwenyama. Bona kuyatshengisa ukuthi ikhona into embi ngawe. Woba yilokho oyikho xathu nje njengoba ungabi ngayisikho. Manje kathesi sithola ukuthi uNkulunkulu wanika uMose izibonakaliso ukutshengisa izitsho lokubizwa. Futhi sonke isibonakaliso seqiniso, sonke isibonakaliso seqiniso esithunywe sivela kuNkulunkulu isilelizwi ngemva kwaso. Manje ungehluleki, lesi isifundiso sami sokucina kulokho. Bona sonke isibonakaliso seqiniso manje silezibonakaliso ezingaveli kuNkulunkulu. Satan angaphose alingisele yonke into ekhona kodwa isibonakaliso seqiniso esithunywe sivela kuNkulunkulu silelizwi likaNkulunkulu ngamva kwaso. UNkulunkulu wathi kuMose nxa bengekela ukukholwa ilizwi lesibonakaliso soqala ngakho yenza lesi esinye isibonakaliso phambi kwabo. Futhi ke nxa bengakuzwa lokho thatha amanzi nje njalo uwathele phezu komhlabathi njalo kwakuyiso isibonakaliso ukuthi babeza xanyuzwa khonapho egazini labo. Nanzelela futhi ngokufanayo nje yena esitsho thintitha uthuli enyaweni zakho kuza kuba lokubekezeleka uSodoma leGomora lolo suku kulalelo dolobha elikuphikayo. Manje kasidlali bandla. Leli libandla uKristu yilo ibandla thina sikuKristu wona umzimba ongabonakaliyo okaKristu sizelwe kuwo. Awungeke ujoyine wona ngibe lemuli yakoBranham kweminyaka engamajumi amahlanu lanhlanu futhi kabazange bangicele ukuba ngizihlanganise lemuli. Ngazalwa nginguBranham futhi yiyo indlela wena ungumKristu uzelwe ungumKristu hathi ukujoyina kukho uzelwe kukho. Wonke umuntu wesaba ukuzalwa bale ndlela ezinhle ezihlanzekileyo zokuthatha isandla esincinyane kumbe ukusayina ikhadi elincinyane kumbe isitsha sesawudo esilamanzi kuso kayisikho ukuzalwa. Ukuzalwa kuyinto esabekayo ukuzalwa kuyinto embi angilandaba kungaba nxa kusesibayeni sengulube kumbe esibayeni sezifuyo kumbe phakathi kwendlu yesibhedlela ecetshiswe ngepink ukuzalwa kuyenyanyeka njalo ukwenza wenyanyeke awufuni kuyekela awufuni lokhu lokhuya kumbe okunye kodwa inyembezi zizageza impenda ebusweni bakho njalo kukwenze ube ngumuntu owahlukileyo nxa uzelwe kutsha kuza kwenza wenyanyise kodwa uzaphuma phandle uyisidalwa esitsha bona abafuni lokho bafuna indlela ethile elula uyakwazi futhi akula indlela ezilula njengengoma wathi ngizathatha indlela labenkosi abalutshwane abadelelwayo yena akafuni ukuba isilimo esikhuliselwa emangilazini sonke isibonakaliso seqiniso sikaNkulunkulu silandelwa liphimbo likaNkulunkulu manje nxa umuntu enikeza isibonakaliso elizweni kumbe sikhathi bani njalo lelizwi alikhulumayo ngamuva kwaso kungayisilo ilizwi likaNkulunkulu ngakho likukhangele lingakukhulwa nxa isikolo esidala esithile nxa umuntu engapha kamafuthi ethu atshengise isibonakaliso esivela kuNkulunkulu futhi imfundiso yomuntu lo imfundiso yenkulu endala ebelilayo yonke le iminyaka uNkulunkulu kazange athumele leso sibonakaliso khangela emuva empalweni futhi ubone nxa kwakunjalo dinga empalweni lundoda aphenduke futhi wathi manje sonke sifuna ukujoyina kulokho indaba eyamiswa kudala ningakukholwa lokho siyangena kukho okwemzuzu emlutshwane bona hathi ungakukholwa lokho uNkulunkulu hlezi eqinisa izibonakaliso zakhe izibonakaliso sikaNkulunkulu sihlezi sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu futhi nxa kuyisikolo esidala obulaso yena uza kunikelana isibonakaliso usuvele ukuso yena uzama ukubeka kulelo jiko isayini yobumo hamba kancane khangela lapha oyakhona uzazilahla ngokwakho ejikweni nxa ungakhangeli likhona ijiko eligobe kakhulu futhi kuhlezi kule sayini ungakafiki lapho okugobe khona ukuze ungatshayeleli abakha abaqondileyo bomgwaqo bayapha amasayini futhi thina sihamba emgwaqweni sisiya enkazimulweni futhi nxa isibonakaliso sikhuluma ngento yakudala efanayo asiveli kuNkulunkulu uNkulunkulu uyapha izibonakaliso ukukhanga ukulalela kwabantu bakhe izibonakaliso ngezokukhanga ukulalela kwabantu bakaNkulunkulu izibonakaliso zikaNkulunkulu zinjalo izibonakaliso zikaNkulunkulu zinikelwe ukukhanga ukulalela kwabantu bakaNkulunkulu manje lapha isihlahla esiphephayo kwakuyisibonakaliso sokukhanga umprofeti ukuzama ngoba umprofeti wayebalekele khatshana loNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamupha isihlahla esiphephayo ukuba isibonakaliso futhi wabona lesi sibonakaliso esingajwayelekanga wathi ngizaphambukela eceleni ukubona ukuthi siyini lesi sibonakaliso esingajwayelekanga ukuthi isihlahla siyabhepha njalo kasitshi manje uNkulunkulu wayekhanga ukulalela komprofeti wakhe owabalekayo yena wayengakwanisa ukuthola omunye kodwa yena wacobela uMose umsebenzi futhi akula omunye ongathatha indawo yakhe ehambweni abanye abafo bazama ukukwenza uyazi uDathani waphakama njalo wafuna ukwenza inhlanganiso kukho khona uNkulunkulu watshela uMose zahlukanise mina ngiza baginya bona uNkulunkulu usebenza lo muntu ngamunye bona gathes nanzelela lokho yena wayezama ukukhanga ukulalela komprofeti ukuthi abeke umprofeti endaweni yakhe elungileyo bona futhi yena wapha isibonakaliso sesihlahla esibhebhayo futhi khangela ilizwi elalandela isibonakaliso kwakulilizwi lombhalo zwile ukukhala kwabantu njalo lokububula kwabo ngenxa yabancindezeli njalo ngiyakhumbula isithembiso sami amen lokho kuqeda indaba mina ngiyakukhumbula isithembiso lelo kwakulilizwi lombhalo futhi ngiyakuthuma wena phansi khonake mina sengehlile ukuzobakhulula futhi ngithuma wena khumbula uNkulunkulu kenzi lutho okungaphandle komuntu liyakwazi lokho yikho okukhuba abantu bona yikho okwabakhubayo mayelana ngoJesu bona bathi wena ungumuntu uzenza wena uNkulunkulu yena wayenguNkulunkulu kodwa babengakuzwisisi awu wena ungumuntu nje yena wathi khawuke ibiza abaprofeti oNkulunkulu njalo umthetho wenu wakunanzelela futhi nxa libabiza oNkulunkulu labo ilizwi likaNkulunkulu elafika kubo lingangicala njani mina nxa ngisithi ngiyindodana kaNkulunkulu bona izibonakaliso ukukhanga ukulalela futhi khumbula nxa ukulalela kungakhangwa njalo kungumzila omdala ofanayo kayisuye uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uzama ukukhanga umprofeti manje futhi yena umnika isibonakaliso njalo ilizwi elalandela isibonakaliso lalililizwi lombhalo ngibonile abantu ngizwile ukukhala kwabo ngiyakhumbula isithembiso sami manje uNkulunkulu uzakhuluma ngelizwi lakhe elithenjisiweyo kufanele athumele umprofeti wakhe ngoba ilizwi libuya kumprofeti iBhayibheli lathi uNkulunkulu wathi ngokwakhe ukuthi akenzi lutho aze akwambule khona kunceku zakhe abaprofeti kuqala bona futhi ke isibonakaliso sinikeziwe futhi umbhalo ubonakalisiwe yilo ilizwi lesibonakaliso bona ilizwi lesibonakaliso likaMose kuqala isibonakaliso kwakuyisihlahla isiphebhayo ilizwi kwakungumbhalo uMose wathatha lokhu njengesibonakaliso sakhe futhi wehla waya phansi eJupiter futhi wenza isibonakaliso uNkulunkulu amtshela sona njalo isibonakaliso sasilelizwi kuso futhi abantu bakholwa njalo base bephuma phandle njalo lapho kuphela bematsha babe senza kuhle kodwa lapho beqala ukukhonona bamelana lelizwi ngakho ke bema khumbula uIsrael wahamba belikwazi bafika khatshana okunganani kwakumele ngabe kwakungamamayila angamachumi amane kuphela njalo kwathatha iminyaka engamachumi amane bekwenza lokhu ngenxa yani kungenxa yokuba bathandabuza bemelana lelizwi elaletha isibonakaliso ngaba kwazanga njani lapho bememeza ngaphansi ngale phansi ekhunjini njalo begida besemoyeni loMose ehlabela esemoyeni kwakukhatshana insuku ezilutshwane kuphela kodwa baqala ukukhonona njalo bafuna ukwenza enye into eyahlukileyo futhi bahlala iminyaka engamachumi amane enkangala njalo babhubhela bekuyo uqondile lokho ngoba kabakukholwanga uNkulunkulu wathi kabakhulumi bemelana lawe Mose bakhuluma bemelana lami kwakulilizwi likaNkulunkulu hathi uMose manje khangela uJehova uzakhuluma yena ngelizwi lakhe elithenjisiweyo ngakho kufanele yena athume abaprofeti bakhe ukuthi nxa ufuna ukubona lokho kuGenesis 15:16 siyathola ukuthi uNkulunkulu watshela uAbraham inzalo yakho izahamba elizweni labafokazi njalo ngizakuba khupha ngesandla esilamandla ububi bama-Amori abukagcwaliseki konke okwezithembiso zakhe aziphayo yena lapha yena ukhanga umprofeti ngesihlahla isibhebhayo manje nxa isihlahla isibhebhayo sasingathi Mose uNkulunkulu nguNkulunkulu yebo ngiyakukholwa lokho uyenza kahle Mose uhlale usenza njalo wathatha umfazi olungileyo ungumntwana omuhle ulendodana ekahle sibili udumo kuNkulunkulu yisikolo esidala esifanayo bona kodwa wayeselungele ukwenza enye into ngakho wayefanele ukukhanga indoda futhi yena wapha lundoda izibonakaliso ezimbili ukuba enze njalo wathi isibonakaliso ngasinye sasile lizwi lobu engisa ukuthi kunjalo manje khangela lawa mazwi akukhulumayo loba ukudala uJehova wayeselindele ukukhuluma manje futhi ukubuya komprofeti kuyisibonakaliso belikwazi lokho ukubuya komprofeti esizukulwaneni kuyisibonakaliso manje angitsho udokotela wezenkolo angitsho umelusi othile othembekileyo umuntu olungileyo bona bakahle bona zinceku zikaNkulunkulu kodwa umprofeti uyisibonakaliso litsho njalo iBhayibheli lapha futhi ngesani isibonakaliso sibonakaliso sokuthi ilizwi lakhe selilungele ukugcwaliseka ukugcwaliseka ngelizwi lesibonakaliso somprofeti nanzelela ukubuya komprofeti isixwayiso sesibonakaliso sokwahlulelwa okuseduzane belikwazi lokho na akwahlulelwa kulindele ukutshaya nxa kulo mprofeti elizweni khumbula ukwenzile sibili okuqala kufanele ukuthi aqiniswe nguNkulunkulu ngelizwi lalo suku futhi abe sesenza isibonakaliso futhi ke khangela leso sibonakaliso lokho athi kuza kwenzakala wathi nxa kugcwaliseka manje ke limlalele amanani 12:6 nga kungagcwalisekanga kohlwani ngakho kufanele kube isibonakaliso sombhalo asiphayo futhi yena lokho akuphayo okwesibonakaliso kwesinye isikhathi nga yena engofana izolo lamuhla njalo laphakade yena uqhubeka ekuletha ngokufanayo ilizwi lenkosi labuya kuba prophets bona babe lilizwi futhi lapho uJesu ebuya yena wayelizwi njalo ilizwi ladalula imicabango lezindlo zenhliziyo kuphela kusiya futhi kusiya manje khangela ukubuya komprophet lo kupha isibonakaliso sokuthi ukwahlulelwa kuseduze njalo nje kasimene okwemzuzu nje emlutshwane kangiyi kuthatha isikhathi esithi asikhangeleni ababili manje phose okwemzuzu elithumi futhi lombiko wonke sithi okwemzuzu elithumi uNoa umprophet elizweni elizweni isibonakaliso sokwahlulelwa okuzayo uMose umprophet elizweni isibonakaliso sokwahlulelwa okuzayo uElijah umprophet elizweni isibonakaliso sokwahlulelwa okuzayo uJohane umprophet elizweni isibonakaliso sokwahlulelwa okuzayo uIsrayeli baqunywa ngeqiniso Nanzelela isibonakaliso siyenzani isibonakaliso isibonakaliso ngesokukhanga ukulalelwa futhi silungiselele abakhethiweyo futhi basuswe ukwahlulelwa kungakachayi yikho uNoa akwenzayo walungiselela abakhethiweyo abanye bonke futhi kwenzani isibonakaliso futhi lelizwi lesibonakaliso kwethesa umlando ongakholwayo futhi umlungiselela ukwahlulelwa khona kulungiselela abakhethiweyo ukuphepha yikho okuyisibonakaliso yikho izibonakaliso eziphiwele khona ukwahlulelwa okuzayo kwabakhethiweyo bayakubona njengowesifazane omncinyane olenhliziyo emsulwa futhi lo mzimba ongcolisiweyo lomfarisi olomzimba omsulwa futhi lenhliziyo engcolileyo khona kwethesa omunye umlando njalo kwasindisa omunye futhi khona ukwahlulelwa okufanayo khona okwasindisa uMose kwalahla umhlaba ukuthumayela kwakhe khona kulungiselela abakhethiweyo abakhethiweyo balungelani na nxa bebona isibonakaliso esithunyelwe nguNkulunkulu bayakhangela ngemva empalweni futhi babone nxa lokhu kufanele kube kho yebo nanko lapho kuyintokho ukwahlulelwa okuzayo ngakho abakhethiweyo bayalalela ilizwi kodwa abangakhethwanga abanaki njalo bayathi akulangqondo ubekani sizathatha okufanayo okwesikolo esidala yiyo indlela abenza ngayo ngensuku zikaLuthi yiyo indlela abenza ngayo ngensuku zikaWesley yiyo indlela abenza ngayo kaThesi indlela abahlezi besenza ngayo kodwa isibonakaliso njalo kulelizwi elilandela isibonakaliso futhi ilizwi laziswa njengelizwi lombhalo manje lingakukhohlwa lokho manje liqhubeke lingenisa lokho ngoba ngingangaphindi ngilibone futhi ngiyafisa aluba ngilendlela ukuthi ngibuye phansi lapho kwenye indawo njalo ngithathe bonke abazalwane bami lapho bengelamvuselelo eqhubekayo babeke itende futhi sihlale nje usuku ngosuku futhi sifundise kuze kungene kuthophele sibili kodwa yena kasozi akuvumele lokho angicabangi bona siseduze kakhulu lesiphetho ngiyakholwa khona kathesi sesekucineni manje ebhukwini lami phakathi lapho engikugcina kubhalwe phansi ngo-1933 ngeyinye ekuseni ngilungela ukuya esikolweni sesonto isikolo sesonto seBaptist lapho engangingumfundisi khona umoya ongcwele wehla futhi wangitshengisa phansi usiya esikhathini sokucina futhi wangitshengisa izinto eziyisikhombisa eziza kwenzakala ngazibhala phansi liphepha elidala elilithanga ngatshelwa khona kanye ukuthi iGermany iza kwakha njani leyo Siegfried Line lokuthi abeMelika bazatshaywa kakhulu njani kuyo iminyaka elithumi lanye umduli ungakakhiwa watsho ukuba uMussolini uzaphakama njani lokuthi uzahamba njani e-Ethiopia lokuthi Ethiopia iza kuwa njani ezinyathelweni zakhe futhi uza kufa ngehlazo njani ebekwe egonqamsiwe phansi futhi labantu bakhe bezamkhafulela futhi ngathi kule nkolo ezintathu isikhomanisi isifasizimu lesinasizimu zonke zizacina ziphumela eRussia kusikhomanisi futhi kuza ikabhidliza isikatolika khangela nxa ingasozi ngathi inqobekela phambili engakho iza kwenzakala ngathi ngiyabona imota zikhangeleka njengeqanda zihamba sehla esitaladeni kulezi mota ezihamba zisehla ngegwaqo emkhulu zilohlobo oluthile lokuchayelwa akudingeki ukuthi baziholele ngabona imuli yemelika bedlala umdlalo we-draft ngemuva emoteni sebelayo imota kathesi manje bengaba le migwaqo emkhulu zokuyibeka khona i-Volkswagen encane iqanda elipheleleyo khona sibili nje njalo zinjalo ezinye zonke imota ungakucabanga ngo-1933 ukuthi zazikhangele kanjani imota kula kathesi futhi ke kwabikezelwa njalo ukuthi ukuvumela abesifazana ukuvota futhi laba beza kwenza njalo lokuthi ilizwe leli lingumfanekiso njengo Israel babuya elizweni futhi baxotsha aba hlezi kulo futhi baba indlalifa elizweni futhi amakhosi akuqala ababe lawo amalutshwane uDavida loSolomon babe ngamakhosi amesabayo uNkulunkulu ngemva kwesikhatshana bathola up enkundleni bamvotela ukuba angene isitulo saba ibandla laba ngumhlaba futhi sike saba lo Lincoln njalo lo Washington khangela ukuthi kunjani lamhlanje khangela lapho esiya khona kathesi ingapi into elandelayo sesisekhathini sokucina futhi isibonakaliso emvelweni khona sibili nje khona kulungiselela abakhethiwe futhi kulahle ekwahlulelweni ongakholwayo ngalo umprofeti engumprofeti weqiniso njalo akutshoyo kugcwaliseke iBhayibheli lathi kumanani 12:6 zwanini isixwayiso sakhe ngoba siqinisiwe kayisuye muntu umprofeti ngumuntu kodwa ilizwi elivela esibolakalisweni esidlula imvelo selilizwi lombhalo liqinisiwe ngakho kuyisixwayiso iBhayibheli labhalwa ngabaprofeti kumbula Petro isibili futhi 1:21 kumaHebheru 1:1 ngokufanayo insika yomlilo kuMose kwakuyisibonakaliso ilizwi lalizakhuluma insika yomlilo yatshengisa ukuthi ilizwi lalizakhuluma yiso isibonakaliso insika yomlilo lina bantu kufanele likhumbule lokhu kuvela eHouston kungasikude uMose umprofeti sibonakaliso ku-Israyeli ukuthi isithembiso sasiphose nje salungela ukugcwaliseka lapho uMose esehla phansi futhi esenza isibonakaliso somprofeti bakwazi khonapho ukuthi uzababuthanisa bona ndawonye liphelele kanganani ilizwi likaNkulunkulu lihlelekile liyafana sonke isikhathi loba ngijilo ebusuku obedluleyo ukuthi iUrim Thummim futhi lakho konke kuhlezi kuphendula kuNkulunkulu asithatheni umprofeti futhi okwesikhatshana nje uJona bengile sahluko sokuqala sikaJona sibhalwe phansi lapha isahluko 1 lapha okwesiprofito sakhe uJona wabuya evela esiswini senhlanzi kwakuyisibonakaliso bona abantu ba bengamahedeni babekhonza uNkulunkulu bolwandle njalo uNkulunkulu wabo welwandle kwakuyisika bayitshile manje abantu abaningi bazama ukusola uJona ngihleli ngimela uJona uJona wayengekho ngaphandle kwentando yenkosi izinyathelo zabalungileyo zihlelwa yinkosi sifuna ukuthi yena nguJona kodwa asikuthatheni nje njengoku ukuthi kulesi sindo esinjani kanye nje ngiyakwazi kwakufanele aye eNinive kodwa uNkulunkulu wayenza ukuthi athathe umkhumbi lo owawusiya eTashish futhi yena wenza uhlupho luvele elwandle uJona wathi bophani izandla zami lenyawo zami yimi engisenkathazweni onguye okubangeleyo futhi bamphosela phandle futhi inhlanzi yayintsheza phakathi emanzini inhlanzi enkulu eyaginya uJona ngiyakwazi kunzima ukuthi isayensi ikukholwe lapha kungasiyisikhathi eside esidluleyo eLouisville Kentucky phose iminyaka elithumi edluleyo babe le sika bayishiye ilele phezu kwemota ecayekileyo njalo kwakulo rico omncane khonapho elokukhalipha okunenge okudlula ukwazi ukuthi akunqande njani wayezama ukwenza angani iBhayibheli likhuluma amanga wathi uyakwazi uyasizwa leso sakhe sidala seBhayibheli ukuthi insika bayishiye yaginya uJona wathi khangela awungeke ufake ibhola ngasemphinjeni wayo wawumncinyane kakhulu indoda enkulu yaphelela ingangena njani esiswini sayo wathi uyabo kuyisaka esidala nje njengeBhayibheli ligcwele zona lokho kwedlulisa ukucabanga kwami ngathi mnumzana ngizathanda ukutsho ulutho lapho What ulani okukutsho ngathi uyabo awuzange ubale iBhayibheli kuhle ngathi iBhayibheli lathi leyi kwakuyisika bayijiye ekhethekileyo uNkulunkulu walungiselela inhlanzi enkulu leyayiyenzwe ngokukhethekileyo ukumginya yena ngayo yikho okwamenza wayenza lokho kwakungayisiyo inhlanzi ejwayelekileyo uNkulunkulu wayezenza umsebenzi ongajwayelekanga ngakho yena waba lenhlanzi engajwayelekanga bona yena kazange watsho lutho futhi mayelana ngayo khonapho ngakho yona uNkulunkulu waye leyo nto ekhethekileyo njengenkazana encinyane kwesinye isikhathi evela ethebhenekele inwele zakhe ezincinyane zikanyelwe emuva njalo zibutshelezi okweneleyo ubuso bakhe baze bakhengeleka njengehanyanisi ehlutshiweyo wayele bhayibheli kuphela ehamba esehla lundoda omdala okuthiwa nguJim Dosi wayehlala eUtica wayengungakholwayo isotsha elidala futhi kazange wakholwa kuNkulunkulu futhi wathi uyangaphi wena nkosazana wathi ngiya ngekhaya nomzana wathi kuyindoko okuthweleyo engalweni yakho wathi liBhayibheli wathi awukukholwa lokho yikho yini futhi wathi yebo ngiyalikholwa mnumzana futhi wathi uyakholwa na indaba ephakathi lapho mayelana ngensika bayichiye iginya uJohn wathi yindaba ngeqiniso ngiyayikholwa lonke ilizwi lalo wathi uza kutshengisa njani noma ngayiphi enye indlela ngaphandle kokukholwa lokho elikubiza ukukholwa yindaba wathi ngingafika ezulwini ngizambuza uJohn bona wathi phonxa engekho khonale wathi ngakho uzamele wena umbuze ngasengicabanga ukuthi lokhu kwakuyiqondisa okuhle okwelulayo ngakho ngiyacabanga ukuthi ngabe phose kulungile iBhayibheli lathi uJona waginya insika bayijiye bengiza kukholwa yena waye ngalungiselela lokho uNkulunkulu akukhulumileyo uNkulunkulu uyenelisa ukukwenza futhi yena uhlezi egcina ilizwi lakhe ngakho uJona siyamenza inhlekisa kodwa sowake wananzelela inhlanzi nxa intsheza izingela ukudla kwayo futhi nxa isidla iyahamba khona phansi ekugcineni njalo iphumuze izibhukutshiso zayo ezincinyane khona phansi phana ukudla inhlanzi zakho zombala wegolide futhi ukhangele ukuthi kwenzakalani ziyagcwalisa izisu zazo ezincinyane bese ziya phansi futhi zibeke izibhukutshizo zazo ziyame khona phansi njalo zilale khonapho futhi ke ziziphumulele awuke leyo nhlanzi enkulu eyalungiselelwayo yeza futhi yaginya lomprofeti futhi wahamba phansi enzikini yolwandle futhi mhlawumbe ukwehla izibanga ezingamachumi amane ukujula lapho wahamba phansi ukuziphumuza phansi kolwandle manje sihlezi sicabanga ngoJohn futhi wonke umuntu uthi manje ngathandazelwa kodwa isandla sami ngasikabi ngcono ngathandazelwa kodwa angizwa ngingcono ngakho lingaqali ukumemeza limsoli uJohn manje khangela izinkomba zifo ayelazo manje indawo yakuqala wayephandle elwandle olulesiphepho futhi wayengekho endleleni uNkulunkulu ayemthume yona izandla zakhe lenyawo kwakubotshiwe wajikelwa phakathi kolwandle olwalulesiphepho oluvunguzayo futhi insika bayishiye yamginya njalo yahamba yehla phansi ekucineni kolwandle futhi wayelele phakathi lapho emahlanzweni phakathi esisweni sensika bayichiye ukhula lwaselwandle luthandele intamo yakhe futhi nxa ekhangela ngapha kwakuyisisu sensika bayichiye wakhangela ngale kwakuyisisu sensika bayichiye yonke indawo akhangela khona kwakuyisisu sensika bayichiye ukhuluma ngendaba yezinkomba zifo wayengabe elazo kodwa uyakwazi ukuthi wathi yizeleze angisoze ngitshe ngikhangele kizo kodwa kanye njalo ngiza kukhangela ethempelini lakho elingcwele ngoba uSolomon umuntu wenyama emhlabeni owakhuleka ekunikeleni ithempeli wathi Nkosi nxa abantu bakho besebunzimeni loba ngaphi futhi bekhangele kule indawo engcwele ngakho uzwe usezulwini futhi uJona wayekholwa kulokho uSolomon ayekuthandazela futhi uNkulunkulu wamkhulula kunsika bayijiye ngemva kwensuku ezintathu lobo busuku wayengabe ebeke itende le-oxygen phansi khonale angazi ukuthi wenzani yena kodwa yena wamgcina ephila okwensuku ezintathu lobo busuku mayelana ngelizwi futhi ilizwi liqondile awuke nxa uJona ngaphansi kwezimo lezi engakhangela kanjalo ethebhanekeli elenziwa ngumuntu kangakanani wena nami kulobo busuku ukukhangela ethempelini lapho uJesu ame khona esandleni sokudla sobukhosi ngegazi lakhe ngokwakhe enxusela ngokuvuma kwethu kwezinkombazifo zethu ezincinyane. Ungasoli uJona, futhi ke khangela okubi ngawe, khangela esithembisweni uNkulunkulu watho njalo. Nxa lingabantwana baka-Abraham, uNkulunkulu watho njalo, wenza isithembiso futhi lokhu kuqeda indaba. Nanzelela bonke abantu babephandle bethiya inhlanzi njalo bedonsa omambule babo lezinto. Ngemva kwesikhatshana kwathutsha uThixo olwandle, insika bayithiye isiza ngesiqubu ekhunjini, wonke umuntu wawa ngamadolo akhe. UNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto, futhi yafika khona ekhunjini futhi yakhuphela phandle ulimi lwayo. Futhi lapho isekwenzile, nangu esiza umprofethi ehamba ephuma khona emlonyeni wensika bayithiye. Umprofethi uThixo wakhafula umprofethi khona phandle ekhunjini, akumangalisi baphenduka bona. Leso kwakuyisibonakaliso, uJona elethwa insika bayitshile, kwakuyisibonakaliso. Kwenzani? Leso kwakuyisibonakaliso sivela kuNkulunkulu. Ilizwi lathi phendukani kumbe libhubhe. Ensukwini ezingamathumi amane isibonakaliso sikaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu. Mihla yonke lapho uNkulunkulu ethumela isibonakaliso, uNkulunkulu uyathumela ilizwi lakhe. Ngemva kwalesi sibonakaliso, nanzelelani, phendukani kumbe ensukwini ezingamathumi amane idolobha lonke lizabhubha. UJohane umprofethi ebonakala emhlabeni ngemva kweminyaka engamakhulu amane. Kungela umprofethi isibonakaliso ngemva kweminyaka engamakhulu amane sokubonakala kwakhe. Sona leso isikhathi esincane kungela okwenzakalayo. Manje nxa ungokamoya uza kubamba engutshoyo, uNkulunkulu makavule ukuzwisisa kwakho sokube kude kangakanani. Iminyaka engamakhulu amane u-Israyeli engelam profeti, amabandla ayesephambansekile, futhi ke nango efika uJohane enkundleni. UJohane wayengumprofethi, isibonakaliso sokuthi uMesiya wayeyakukhuluma ngemva kwakhe. Khangela ngoba uMalaki 3 wathi, ngizathuma isithunywa sam phambi kobuso bami ukulungisela indlela, ukulungisela abantu. Khangela uJohane kungelabo mina kuyo, kazange wathatha ngitsho udumo. Bazama ukumbiza ngokuthi nguMesiya, kodwa wathi mina angifanelanga ukuthukulula isicathulo zakhe. Kodwa masinya uJesu ebonakala, yena wayelesibonakaliso, insika yomlilo ukukhanya phezu kwakhe, njengejuba kwehla phansi ilizwi lisithi, le yindodana yami ethandekayo, kuyo ngiyathokoza. Nanzelela futhi uJohane khonapho wathi, yena kufanele aphakame, mina kufanele ngehle. Wanikeza ibandla kuKristu. Amen. Siyatshelwa ukuthi ensukwini zokucina lokho kuzaphinda futhi. Kuza kuba khona umbiko ozakuza, lo uzamazisa uMesiya ebantwini. Futhi kuza kuba ngaleyo ndlela baza kuma bemangale njengalokho abakwenzayo khonale. Yena wakuthembisa khona. Isahluko esilandelayo sikaMathewu sikaMalakhi siyasitshela mayelana ngakho. Khangela, babuza mayelana ngakho. Imvelo kaJohane yambonakalisa ngomoya ka-Elija. Manje nanzelela abaprofeti ababili. Manje u-Elija wayendoda eyaphakamayo ngesikhathi sika-Israyeli ekudidekeni. U-Abhu wayeyinkosi, futhi abafazi bonke babelingisela uJezebheli. Njalo mhlawumbe le ndlela zokugela inwele zabhibho njalo lakho konke, mhlawumbe njengalokhu esilakho lamhlanje, futhi bonke babehamba ngemva kukaJezebheli. Futhi labelusi babecabanga ukuthi lokho kuhle, bachiyeni bodwa, bachiyeni bekwenze. Futhi kuleso sikhathi uNkulunkulu waphakamisa indoda evela enkangala, ibizo lakhe ngu-Elija. Asikwazi lokuthi wavela ngaphi, wayingela sikolo ukuba simazise, kodwa waphakama futhi wasola zonke lezo zinto, wasola lonke uhlelo lwakhona. Nxa wayengabuya enkundleni lamuhla, wayezasola ukuhlela kwethu futhi. Wasola wonke uJezebheli, futhi khona ekugcineni uye owathobisa phansi umprofeti. Wabalekela phandle njengoJohane, walala ngaphansi kwesihlahla simjunipha lapho uJezebheli wayezambulala, wayemzunda. Futhi siyathola ukuthi uJohane ebuya ephuma enkangala, futhi ethanda inkangala elombiko oqonde abesifazane besimanjemanje, bephila beyaliwe emendweni, futhi bachate futhi bachate kakutsha. Kwaquma linto yaba yiziqephu. Kazange avele loba kusiphi isikolo, wavela kuNkulunkulu indoda ethunywe ivela kuNkulunkulu futhi wasola abesifazane besimanje manje emelana labo kanzima futhi kazange ancenge kodwa wathi ngokusobala isikhathi sase siseduze uMesiya wayeza ukukhuluma khangela lokho manje linganisa isikhathi sokubuya kukaElijah Kala labanye laba abaprofeti besimanje manje besekela uJezebel babo bequma inwele zabo futhi begqoka ukaphudula bebhema igwayi benze loba ikuyini abakufunayo bahambe bebakhokhela ungcono engatsho lutho uza kumthiya athole umunye babekhokhela ngezivumo nkolo ezenziwa ngabantu lihlazo lelo imfundiso zabantu futhi ngokwenza lokho bayenza imilayo kaNkulunkulu ize ngoba bajoyina ibandla futhi bafakaza ukuthi bangamaKristu njalo bagcine amalungelo abo futhi bathi bangamaKristu njalo baqhubeke yikho abakufunayo yikho abakwenzayo ngaleso sikhathi kodwa khumbula isesikhathini esinjengaleso njengoNkulunkulu wathembisa kuMalachi 4 ukuthi yena uzagcwalisa ilizwi futhi lokho yikho Khangela lapho esikhona namhlanje njengoba kwakuyikho ngesikhathi sikaJohane njengoba kwakuyikho ngezinye izikhathi khangela lo uAmos omncane omdala waphakama umfo omdala omncinyane asazi lapho avela khona wayengumelusi uNkulunkulu wayemkhupha emadlelweni ezimvu lemadlelweni enkomo futhi emfundisa futhi wathi efika eSamaria futhi wathi esukuma njalo ephakamela phezu yangale kuqaqa lolo suku ekhangela phansi ngale futhi lelo langa likhazimula ekhanda lakhe elilempabanga njalo lendevu zakhe zimhlophe futhi lamehlo akhe emiswe ndawonye futhi ekhazimula amehlo akhe obuNkulunkulu aqwayiza ngathi ngenxa yezinto ezabonwa izivakathi zingena ku ngoba idolobha lonke linikele esonweni ubani lo omncinyane umuntu ongaziwayo yebo nguAmos umprofeti yena waprofeta ngensuku zikaJerobhoamu wesibili inkosi engu Mhlamuke yekela abantu besenza loba ikuyini abaprista bonke babe kusekela bakha amabandla amahle kakhulu babe lezigqoko ezinhle kakhulu abafazi babo babe ngaziphathi babe gqoka noma yipi indlela ababe funa ngayo izivakathi zabuya zagcwala yonke indawo ukuzobona ubuhle balawa mankazana futhi lokuqhubeka kwawo enye nje manje manje iUSA okufanele kube ngabantu bakaNkulunkulu akula muntu otsho lutho ngakho khona kukhangeleka bambile ebantwini iminyaka elithumi lesificamunwembili kathesi namhlanje uRebecca wami uleminyaka elithumi lesificamunwembili lamuhla iminyaka elithumi lesificamunwembili dabule kuleli lizwe ngisola izinto lezo futhi lapho ngiphenduka umnyaka ngomnyaka kulabesifazana abaningi abagela inwele ukwedlula isikhathi sokuqala lapho ngiqalisa omkhulu umthumayeli wePentecost olodumo wangingenisa endlini phose umnyaka owedluleyo okahle owazakala kakhulu indoda eyaziwa emhlabeni wonke wathi ngifowethu Branham ngivumele ngibeke izandla zami phezu kwakho futhi ngikhulekele mina ngathi angiguli wathi kodwa ikhona into engayisiyo wathi mfowethu Branham uzaphazamisa intshumayelo yakho akula muntu ozabambana lawe akumangalisi abathumayeli bengabambani lawe indlela wena osola ngayo abesifazana lapho wathi abantu labo bakubiza ngokuthi umprofeti ngathi angizake ngitsho ukuthi ngingunye wathi kodwa bacabanga ukuthi unguye wathi ngiyakholwa into efanayo wathi wabizelwa ukuzokhulekela abagulayo wathi khulekela abagulayo uthiye abafazi bodwa ulimaza imizwa yabo ngathi njani wathi ukukhuluma ngokugqoka kwabo inwele zabo ezigeliweyo njalo langokunye ngathi kubi lokho iBhayibhelathi owesifazana oquma inwele zakhe indoda yakhe ilelungelo lokumjiya imali yikho kanye ngahloniphi inhloko yakhe yikho iBhayibheli elakutshoyo manje angazi kumbe uyakuthanda lokho kumbe hatch kodwa yikho iBhayibheli elakutshoyo kwabaseKorinte bakuqala ukubamba yompawu kuze kuthi ijwabu libe phandle futhi bayabuya bodi bethi kungani nomzana Branham yizo kuphela inhlobo zezigqoko abazithengisayo lokho belawo amalembu lemitshina yokuthula akula isilandulo abesifazana bama-amishi njalo lama dankati lokhe begqoka zona qiniso futhi kuyini okwenzakalayo bayaphuma phandle lefuthi baqobekele phambili owesifazana wathi mnumzana Branham mina angiqoki okaphodula ngiqoka kuthiwa yini amaphetha uphu yebo wathi ngiqoka wona Ngathi lokho kwedlulisile. Ngathi iBhayibheli lithi kuyisinengiso ukuba owesifazana agqoke isembatho sowesilisa futhi ngumhlobo bani wokungcola ekhangeleka iyiyo le iUnited States kathesi. Bona igosibi. Yekela ngutshele olunye ulutho dadewethu. Ungabe umsulwa njengeluba endodeni yakho kumbe ejaheni lakho. Kodwa ngelanga lokwahlulelwa uza kuphendulela ukwenza ukuphinga. UJesu wathi, yoba ngubani okhangela owesifazane amkhanuke usephingelelayo khonapho. Nxa isoni lesu sikukhangela wena futhi kufanele siphendule ngelanga lokwahlulelwa. Wena wazibonakalisa owesilisa yenza okubonayo. Owesifazane lobu uNkulunkulu uzafunelana ukugqoka njalo na. Ngakho ubuze usithi ulomoya ongcwele ngoba ukhulume ngendimi futhi wagijima phezulu futhi wehla esibuyeni. Lokho loba ngoba amahedeni ekwenza lokho abathwa umoya ongcwele yibumsulu ubungcwele awungcolanga qiniso. Lundoda wathi, nxa bayakholwa ukuthi wena ungumprofethi, kungani ungabafundisi bona ukwemukela izipho ezinkulu zikamoya njalo lokwenza izinto besenzela uNkulunkulu? Kungani ungabafundisi lokho nxa ungumprofethi? Ngathi ngingabafundisa njani isam ezinzima lapho bona bengeke bafunda iziqa uABC? Uyakwazi ukuthi ABC uthole hlala ukholwa uKristu. Uzakwenza njani lokho bona? Wena uyafuna ukufika phezulu le kulokuqalisa phansi lapho. UNkulunkulu uzakwakha ibandla lakhe phezulu kwesisekelo sikaJesu Kristu. Njalo yilo iBhayibheli. Phandle kwalokho eminye yonke imihlabathi liyichebechebe elitshona. UNkulunkulu katshintshi imvelo yakhe. Kayitshintshi. Wenza abesifazane bachiyana labesilisa. Njalo abesilisa bachiyana labesifazane. Wabagqokisa okwehlukeneyo. Njalo ufuna bona bahlale ngaleyo ndlela. Bona abesifazane bathanda ukukhangeleka njengabesilisa. Futhi abesilisa bathanda ukukhangeleka njengabesifazana. Oh, mina bo, ukuphendukezela okungaka. Futhi into yonke ikhangeleka sengathi ibambile ebantwini. Njalo ungeke ukutshintshe khona. Ukhangeleka njengenuna enkulu. Ubunyama obukhulu. Nxa uzwisisa engikhuluma ngakho ngokomoya. Inuni ibambile bona. Futhi abangeke nje basuka kuyo. IHollywood enenge kakhulu, television enenge kakhulu, lokunye okunenge kakhulu, okungelangqondo, yonke into esilayo isingcolisiwe, akumangalisi nxa umsebenzi ungazange waqunywa waba mfitshane ngenxa yabakhethiweyo, akula nyama eza kusindiswa. Wena uthi angizange ngibe kwazi lokho, awuke kathesi usukwazi khona. Ukusukela kathesi bona, kungcono ngime lokho, asibuyeleni emuva. Nanzelele, Johane wayisibonakaliso. Futhi khumbula ukuthi indlela uNkulunkulu ayenza ngayo khona ekuqaliseni yiyo indlela yena aza kwenza ngayo. Futhi yena wathembisa ukukwenza. Manje uNkulunkulu kazange asebenzise iqembu labantu loba kusiphi isikhathi kokunjalo. Khumbula kwakule qembu kwesinye isikhathi ukuba indoda enkulu okuthiwa nguAhab wazitholela abaprofeti abangama-Israyeli abangamakhulu amane. Manje labo babengayisibo baprofeti abangamahedeni. Abaprofeti bako-Israyeli abangamakhulu amane bonke babelama-degree njalo lakho konke, babele sikolo esikhulu. Kwakukhona indoda elobu uNkulunkulu ethiwa uJehoshafati owayeyinkosi yakoJuda, futhi wehla phansi. Futhi nanko-ke lapho ikholwa lizihlanganisa lokungakholwayo, izinto zahamba kubi. Futhi yena wathi, Ramoth Gilead, manje khangela lokhu, ngaba liqiniso elinganani. IRamoth Gilead ngeyethu, phezulu le. Phezulu, kungxenye yelizwe phezulu le ngeyethu. UJoshua ekwabeni indawo, wanika lokhu ku-Israyeli. Futhi amaFilistiya amahedeni abuya lapho njalo asebathathela bona. Wathi leyo ngeyethu. Manje khangela kanjani ngokwesisekelo. Abantu bangalunga, kodwa bakukhuthe khona. Into leyo sibili yayingeka Israyeli, kodwa zonke izithembiso zikaNkulunkulu mfowethu zile zimiso bona nxa behamba phambi kwenkosi. Manje khangelani lapho. Wathi uzakwenyuka lami yini njalo ungisize ukuba sithathe leyo ndawo siphendukise hawu. Lokho boni abantwana bamaFilistiya bagcwalise izisu zabo khonale ngengqoloyi ka-Israyeli. Lokhu kuqondile ngombhalo. Wathi ngisize ukuya phezulu futhi ngiyoba bamba. Wathi awu okwami, napho wenza iphutha elesabekayo. Inqola zam ngezakho, amadoda am afana lawakho, ngiza kuhamba lawe. Futhi ke uJehoshafati waqala ukucabanga, uyazi kahle ngakufanelanga sibuze inkosi mayelana lalokhu singakahamba. Oh, kunjalo kwathi apho ngempela. Ah, ngixolele. Be bengifanele ngicabange lokho. Akula umprofeti kwenye indawo. Oh, ngempela. Ngilengile isikolo sabo phansi lapha. Abangcono ongazake ubabone. Bonke baqo ke impahla ezinhle kakhulu. Bona izifundiswa ezidolongiweyo zaphezulu. Ngibafundisile kwathi thwasa. Sizaya bathatha bona. Ngakho bahamba phansi khonani. Futhi bonke babuthana babengazenzisi. Bakhuleka futhi bakhuleka futhi bakhuleka baze babona umbono. Ngakho base besiza futhi omunye wabo wazenzela impondo ezinkulu ezimbili ezensimbi. Wathi ngalokho liyakufuqa amaFilistiya kumbe ama-Asiriya liwakhukhulele phandle kwelizwe. Wathi itsho kanje inkosi. Yenyukani inkosi ilani. Wonke wabo khonapho belengqondo yini bangena emoyeni abaprofeti bako-Israyeli bathi yenyukani inkosi ilani. Uthi kusembhalweni lokho uNkulunkulu wanikeza ilifa leli ebantwini futhi isitha sila ilelungelo lokuhamba liye lithatha lona. Manje Pentecost ngifuna lithole isifunde lapha. Kodwa uJoseph wathe ngumuntu olobu uNkulunkulu wathi kukhona okuncane okuphambanisekileyo okwakathesi. Wathi awula omunye oyedwa, omunye oyedwa ngemva kwamakhulu amanye abafundisiweyo kuhle, abaprofeti abemi lapha abaningi abanjengalaba abaphansi esibuyeni lapha bemi benhliziyo yenye besithi itsho kanje inkosi. Phendukisani njalo lithi uJoshua wasinikeza ilizwe ngelethu kambani yolithatha. Kodwa uJoshua wacela omunye. Wathi akula omunye esingambuza ngaye enkosini. Wathi oh, ukhona omunye oyedwa. Kodwa wathi ngiyamzonda. Wathi vumi khaya indodana ka-Imla. Wathi ngiyamzonda, yena uhlala ekhuluma izinto ezimbi ngami. Wathi inkosi ingatsho njalo, khambani liyemthatha. Ngakho base bethumela isigijimi khonale. Futhi abanye babo bathi, manje Mikhaya ngifuna ukukutshela enye into. Manje uyakwazi bakuxotsha wena. Wena ebudlelwaneni kungasikude ngoba uhlala usitsho izinto ezimbe ebantwini. Manje nxa ufuna ukuthola ikhadi lakho lobudlelwano njalo wena utsho into efanayo labayenzayo futhi baza kuthatha khona bekuse ngaphansi kwengalo yabo. Kodwa kwenzakala ukuba wayengumprofethi uqobo. Wathi njengoba inkosi uNkulunkulu iphila, ngiza kutsho lokho uNkulunkulu akubeka emlonyeni wami. Oh, uNkulunkulu abusise lindoda. Wathi lindelani kuze kube ebusuku futhi ngizabona inkosi engitshela khona. Ukusa okwalandelayo wathi ngenyukani, kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezingelamelusi. Ngakho wasethatha umbono wakhe njalo wawulinganisa nalokhu okwakuthiwo ngu-Elija okwenzakala ku-Ahabu engakusisa njani lokhu yena akuqalekisileyo. Akula ndaba kanganani sisizwe esilobu uNkulunkulu, ibandla lePentecost, Baptist lamaMethodist futhi lokunjalo balibandla lamaKristu, kodwa ungabusisa njani lokhu uNkulunkulu akuqalekisileyo? Angilandaba wena uthi ngajoyina lokhu ngenza lokhu. Lokhu akulanto eyodwa yokwenza ngakho. Khangela okwenzileyo, khangela iPentecost ukuthi bayikhethisa phansi imigoqo njani. Khangela lokhu owawuyikho uthi ukhangele oyikho kathesi. Akumangalisi amehlo amehlo apuputekisiwe. Ngakho yenu lumpriest wamuwankala emlonyeni futhi wathi phakeni futhi up wathi phakeni ngemva ngale ntolongweni yangaphakathi. Lapho ngiphenduka ngokuthula ngiza kuqedelana nalundoda. Wathi nxa ungaphenduka sibili uNkulunkulu kazange akhulume lami. Bona kwaku lo mprofeti kwakule sibonakaliso kwakule lizwi lakhe futhi ukwehluleka ukulilalela khona kwaletha ukwahlulelwa. Umoya ongcwele ngumprofeti wethu lamhlanje. Wehluleka ukuzwa ilizwi lakhe. Yena ubonakaliswa embhalweni ukuthi uza kutsho yena izinto lezi. UJesu Kristu isimo sikamoya ongcwele. UNkulunkulu wasebenza lalundoda oyedwa. Lokhu uNkulunkulu kafi asebenza lamaqembu. Ungumuntu oyedwa. Elijah wayengasilo iqembu. UJohane wayengasilo iqembu. Babengasilo iqembu kumbe inhlanganiso. Ngitsho lokunye kwakho. Kodwa bobabili basola okunjalo lokho yikho. UJohane wathi, "Lingacabange lisithi silo Abraham ubaba wethu, uNkulunkulu yenelisa kulamatsha ukuphakamisa abantwana kuAbraham." Njalo isibonakaliso sesikhathi sokucina siza kuba lelizwi lesikhathi sokucina. Njalo isibonakaliso sesikhathi sokucina siza kuba mayelana ngalokho okwafaniselwa eBhayibhelini. Futhi lelizwi lesikhathi sokucina elilandela isibonakaliso sesikhathi sokucina lizabonakaliswa khona sibili empalweni. Kuza kuba ngumbhalo lo othenjisiweyo. Manje sibalile kuLuka 17 ukuthi siyakuba yini isibonakaliso sesikhathi sokugcina. Kuza kuba njengokwa kuyikho eSodoma isithembiso. Futhi silayo iSodoma enyameni. Kungani singakhulwa isibonakaliso sokukamoya lapha? Nga ungabona imbhalo. Futhi uLuka 17 uyisibonakaliso. Futhi lo Malachi 4 ulilizwi. Isibonakaliso sasinjengoNkulunkulu ebonakaliswa enyameni esazi imfihlo zenhliziyo. Futhi lelizwi likaMalachi 4 lalisusa abantu khatshana lezivumankulu zabo bebuyela kukholo lwabo ubaba. Yiso isibonakaliso. Yazi ukuthini, sengivala kathesi. Izibonakaliso ziyemukelwa ngokujwayelekileyo qiniso, kodwa ilizwi ilizwi elilandela isibonakaliso kabafuna ukwenza lutho ngalokho. Yebo, isibonakaliso sikaJesu njengoMesiya silisa abagulayo bakwamukela lokho. Kodwa ngolunye usuku yena wathi, "Mina lo baba simunye." Mina bo ilizwi lelo kalizange lamukelwe. Bathi, "Wena uzenza uNkulunkulu, uzilinganisa loNkulunkulu." Wathi, "Mina ngiyindodana kaNkulunkulu." Mina bo uNkulunkulu engaba le ndodana njani? Bona ngakube khatshana khona uNkulunkulu esiba le ndodana. Kodwa uyabo bakholwa isibonakaliso. Abagulayo bengasiliswa. Futhi kwakumangalisa lokho. Lokhu nje kwakuhlakusa. Kodwa lapho sokusiza elizwini kabazange bafuna ukukholwa ilizwi. Kuyini abakwenzayo? Bambika yena phandle. Futhi uyazi ukuthini? IBhayibheli yasitshela kusambulo isahluko 3 lesi sizukulwane sebandla leLaodikiya ukuthi yena uzenziwa into efanayo. Wayengaphandle kwebandla lelilizwi elenziwe labonakaliswa. Yena walilizwi lenziwe labonakaliswa. Lakathesi yena lokho elilizwi lenziwe labonakaliswa. Nxa ungakholwa isibonakaliso seSodoma sikaLuka, nxa ungakholwa lokho, ngakho kungani ungemukeli ilizwi likaMalachi 4? Bona kungani wena khona ngiku qiniso indlela kuphela okungenziwa. Sibonakaliso singafakazelwa, kodwa kumele kwamukele ilizwi. UMose walayo ukuhamba phansi enyameni futhi athathe isibonakaliso sikamoya futhi abizi abantu babuyele esithembisweni sabokho. UMalachi 4 ikubuyisela abantu emuva kukholo lwabo. Khukhu obuyelani oziphofu laba hlakazileyo liye kwabakini. Ekuvaleni ngiza kutsho lokhu lesi sitsho sokucina. Umprofeti wathi, "Khona kuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama." Khangela wathi, "Kuza kuba losuku olungasoze lwabizwa imini kumbe ubusuku." Manje lalela, sengivala. Kuza kuba lelanga. Lokho akutshoni kujule futhi uNkulunkulu makakubeke kuyo yonke inhliziyo kulomphakathi lokubusuku kule i-auditorium. Umprofeti wathi, "Kuza kuba losuku olungasoze lwabizwa imini kumbe ibusuku. Olungani lugubuzele olunayo usuku oluleyinkungu." Kodwa wathi ngezikhathi santambama kuza kuba lokukhanya. Manje khumbula, ilanga lihlezi liphuma empumalanga futhi liye entshonalanga. Impucuko ilandela ilanga. Uyakwazi lokho. Futhi nanzelela, ilanga elifanayo eliphuma empumalanga yilo elifanayo ilanga elitshona entshonalanga. Manje impucuko ihambe kanye lelanga kwaze kwathi kathesi impumalanga lentshonalanga sekuhlangene, sisekhunjini lwaseyntshonalanga impumalanga lentshonalanga. Futhi khumbula, ivangeli lihambe ngendlela efanayo. Laphuma empumalanga ukubuya kukaJesu Kristu, i-N-D-O-N-D-A-N-A, hatshi ilanga, i-N-D-O-D-A-N-A, indodana kaNkulunkulu yaphuma empumalanga ebantwini baseMpumalanga. Futhi manje sokube losuku lolo abantu abajoyine ibandla benza inhlanganiso. Ukukhanya okweneleyo nje ukubona, awu, siza kuba lebandla, siza kwakha lokhu, siza kwakha isikolo, siza kwakha isibhedlela, sizafundisa, siza kuba lesikolo sabafundisi, babe lokukhanya okweneleyo ukukwenza lokho. Kodwa khumbula, iBhayibheli lathi umprofeti wenkosi eBhayibhelini okungu itsho kanje inkosi lelo langa elifanayo elakhanyisa empumalanga lizakhanyisa njalo entshonalanga ngesikhathi santambama khona kuza kuba lokukhanya ngesikhathi santambama kuyini yena aza kwenza lokho kwenza khona sibili yena akuchoyo kuLuka isahluko 17 esikhathini sokucina lapho indodana yomuntu isembulwa ngendlela efanayo ayeyikho yena empumalanga indodana efanayo ikhanyisa amandla afanayo umoya ongcwele ofanayo into efanayo isenza into efanayo khona kuza kuba yikukhanya ngesikhathi santambama ilanga elifanayo elihambileyo i-NDODANA efanayo ihambile yeza isehla phakathi empumalanga kusukela kuPaul yeqela phesheya eGerman kuMartin Luther yeqa njalo ekudonseni kwakhe okulandelayo futhi yasuka kulokho yaya eNgilandi kuJohane Wesley weqa yaqapha ulwandle lwe-Atlantic isiya e-United States ePentecost futhi kathesi yePentecost isizinciphisile ngokwayo yaphuma futhi sesisekhunjini wonke wabo wenza inhlangano njengalokhu abakwenzayo ekuqaliseni benza inhlanganiso uNkulunkulu ayiqalekisayo iPentecost futhi lakho konke benza lokho kodwa yena wathi khona kuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama kuza kuba lisibonakaliso esiphuma ngesikhathi santambama lingakukhuthi khona bangane lingakukhuthi khona manje indodana efanayo iza kunikeza ukukhanya okufanayo i-LRNGR elifanayo linika ukukhanya okufanayo kwe-LRNGR i-NDODR NA efanayo inika ukukhanya kwe-NDODRNA okufanayo. Manje ngayisikho ukutsho kwami. Wonke umuntu lapha uyakwazi ukuthi iBhayibheli litsho njani. Phakamisani izandla zenu. Lokho yikho khona sibili. Manje ungakukuwe. Khona ukuthi indodana kaNkulunkulu Jesu Kristu ule kafanga yena uyaphila. Yena usekuzithobeni ukuzithoba isikhathi zonke uhlezi njalo indlela yaphezulu ngophansi ziyithobise suka khatshana lamacebo akho omileyo futhi ukholwe inkosi uJesu bona isibonakaliso ngakho ukholwe ilizwi buyelani olina elihlakazekileyo kwabakini asikhothamiseni amakhanda ethu futhi nxa bengayikukholwa ilizwi lesibonakaliso sokuqala esandleni njengoba kwakunjalo kuMose ngakho yenza isibonakaliso sesibili ngakho nxa bengayikukholwa lesi sibonakaliso ngakho thatha amanzi amele impilo lawo aselwandle olukhulu kumbe elwandle uwathele emhlabathini kuza kuba ligazi baba osezulwini sekuhlwile sibili kathesi kodwa wena kwathembisa kuza kuba lokukhanya ntambama yekela ilizwi levangeli lethu litshone ngokujulileyo enhliziyweni zabantu lapho bezidla ngalo njalo balicubungule ngelizwi buzisa lomphakathi Nkosi buzisa laba bantu babone bo behlezi lapho belambile abantwana abadubekayo bakhahlelelwe futhi bafuqwa bantula futhi lokhu sisazi ukuthi uSathane ukwenzile lokho ukubabhubhuthekisa khona entweni lapho yona ifika khona makuthi bona lobo busuku ngenhliziyo yonye bakholwe uJesu Kristu bakholwe isithembiso zakhe ukuthi yena wavuka kwabafileyo wathi ngesikhathi abangacabangeli ngaso ngakho indodana yomuntu izabuya khona lapho ibandla zelile lakho okwalo zelile mali eningi kakhulu besakha izakhiwo ezezigidi zamadola bebe zaba ngcono baba ngiyakholwa bebuyele ekumeni ejikweni bechaya ithambolini lengowane esandleni sabo ingungendala ejikweni njengeSalvation Army kulokuba bahlale kulezi izakhiwo ezinkulu zabafileyo kulobo busuku bezama ukulandela ngemva komhlaba belesimo sobuNkulunkulu futhi besala amandla akhona siphe inkosi lobo busuku kanye njalo inkosi njengokukhala kuka Samson kanye njalo inkosi kanye njalo yikela kwaziswe ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu efanayo izolo lamhlala phakathi futhi izibonakalise ngokwakho phakathi kwethu ukuthi babone isibonakaliso mhlawumbe bengakholwa ilizwi kulokho ngiyacela ebizweni lika Jesu Kristu amen sizakubiza umzilo omthandazo khona masinya ngibonile sokuyisikhathi sibili khona kathesi sokuba siphume kodwa kasibe ndomzila womthandazo nje omncane umzilo omthandazo bese sizaqala kusasa unike amakhadi okuthandazelwa namhlanje ngakho ke sinika amakhadi ngosuku ngalunye ukuze omunye lamunye angathola ithuba ukuthi babuye isikhathi esingajwayelekanga ukubuya emzileni wokuthandazela lokhu ngakukusilisa loba ngubani uyakwazi kuwo wonke umhlangano baningi abasiliswayo phandle ngale kulabasiliswayo phezulu lapho bona izikhathi zonke umoya ongcwele ukhona nje indawo yonke uzama kuphela ukuthola amakholo yikho kuphela yena angafika kimi nika amakhadi okuthandazela uphi njenga kuPaulu kasithi lapho ebesikhuna awubiza kusukela kwelakuqala elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa isificaminwembili isificamunwemunye elechumi bayekeleni basukume beyeme phezulu ngapha nxa lisenelisa amakhadi abo okuthandazelwa uphi njengoPaulu elokuqala kusiya kwelechumi sukumani lapha kulolu hlangothi nxa lingasukuma nxa ungakwanisi ngakho siza kuthola omunye umuntu oza kusiza ichumi eloqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa elesificamunwembili kulungile konke abanye ababili isificamunwembili isificamunwemunye ichumi kulungile konke ichumi ufika kuchumi lanhlanu ichumi kufika kuchumi lanhlanu ngabanye abahlanu ichumi lanhlanu kufika amachumi amabili sukumana ukuze ngibone nxa ngisukuma p ichumi lanhlanu kusiya kumachumi amabili amachumi amabili kusiya amachumi amabili lanhlanu asiboneni manje loba ungaphi manje bonke abantu bazithobe sibili imzuzu nje emlithwane lelo kuza kuba likhadi lokuthandazelwa uphi elokuqala kusiya kumachumi amabili lanhlanu kayisikho na amachumi amabili lanhlanu elokuqala kusiya kumachumi amabili lanhlanu manje abanye bonke lizithobe sibili nika uNkulunkulu inhlonipho leyo enkulu nika umbiko uyakweleta kuNkulunkulu ukukhangela nje umzuzu njalo unake manje ngiyacabanga sebelungiselela abantu bona abanga nxa belalo ikhadi lokuthandazela bengekho emzileni bonke baza bakwazi baza ngitshela ngemva kwemzuzu emlutshwane futhi ke baza ngakho sizabona nxa mhlawumbe omunye umuntu isacuthe kumbe omunye engenelisiyo angazi ukuthi bangapi bangani lawo makhadi okuthandazelwa umfana uyabuya phansi lapha ubani owanikezeleyo ukwenzile kumbe bili awuke uyabuya phansi futhi awaxubanise lawo makhadi phambi kwenyu lina bantu ngakho abe selinika ikhadi lokuthandazelwa abuye lapha phansi alitshele lonke ukuthi lihlale phansi liphiwe ikhadi lokuthandazelwa bona angikwazi ukuthi bangapi bengizama ukuletha lomntwana phezulu ngapha bona uthi abanye engingazi ngabo angila indlela yokwazi lokho cabanga uNkulunkulu wakumisa nje ngendlela yena afuna ngayo khona kumiswe ngayo manje abanye benu bonke abangela khadi lokuthandazelwa phakamisani izandla zenu lithi angila khadi lokuthandazelwa kodwa ngiyagula phakamisa isandla sakho loba ungapi esakhiweni angila ndaba ukuthi ungapi phakamisa esakho awu akula abantu abanenge lapha ke manje awu mayelana ngalokho akuyikuthatha isikhathi isithi ukuthandazela umzila womthandazo manje kusasa phose kulaba ngamachumi amabili phakathi lapha kungela aba mileyo lapha abagulayo lokho kuhle ngiyathaba ukulibona lisamkela lokho kanje ngilokukhulu okunenge ukwedlula ebengicabangela ukuba lilakho mhlawumbe bona nxa ungayamkela ukusiliswa kwakho wajikela ikhadi lakho khatshana uNkulunkulu akubusise lolu yilo ukholo sibili loqobo akula obeke izandla kuwe ubeke izandla kuKristu manje lina elilapha lobu busuku elingasozi libe semzileni womthandazo liyayikholwa lindaba ndongowesifazane lo owathinta umphetho wesambatho sakhe futhi yena wajibilika futhi wananzelela ukuthi umthintile yena bangaki abayikhumbulayo indaba qiniso liyayikhumbula manje uyakukholwa lokho yena iBhayibheli lathi kumaHebheru 4 ukuthi yena ungumpristi omkhulu khona kathesi ongathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu awuke nxa yena engofanayo izolo lamhla laphakade yena angeke enze okufanayo yini yena kakwenzanga yini ubusuku ngobusuku lapha bangaka bakade bekweminye imihlangano njalo bemboni yena ekwenza khona phakamisani nje qiniso bonke emhlabeni jikelele yena uyakwazi konke mayelana ngawe manje bona engizama ukukwenza bangaka abazwisisayo lokho engifuna ukukwenza bona ngifuna wena kungela muntu obeke izandla kuwe ngifuna wena njengento uqobo kaNkulunkulu uthi Jesu Kristu ngiyakukholwa wena mina manje ke ngiyakwamukela wena njengomsilisi wami mina manje ngiyakwamukela wena njengomsindisi wami ngiyakukholwa khona ngenhliziyo yami yonke umsebenzi wakho wenziwe ngakho bamba leso sithembiso bamba ukuvuma kwakho futhi uhambe phambili lakho khangela okwenzakalayo boni khangela okwenzakalayo boni manje yikho engizama ukuthi ngiyenze likwenze indlela uqobo okufanele sikukholwe ngayo litheni na inamba yesine ikhadi lokuthandazelwa inamba yesine leyechumi leyisifica munwemunye kayikho ikhadi lokuthandazelwa lesine khangela omunye khangela amakhadi kamakhelwane wakho ikhadi lokuthandazelwa inamba yesine leyechumi lesifica munwemunye kulungile isikhatshana nje bona ngangingambizi ngakho ngizwa ukusabelwa kulokho uyabo u-10 ulitholile elesine elesifica munwemunye ke elechumi lesifica munwemunye okwakathesi hayi u-10 ikhadi lokuthandazelwa elesine alikatholakali kumbe elechumi lesifica munwemunye nxa omunye elawo lawo makhadi nxa ungabuya khona ngasemzileni kumbe khangela boni kungaba ukhona ongaba lowo mntwana omncane ule khadi lokuthandazelwa na hlola kasikho kayisiyo inamba ikhosikazi leli lapha le khadi lokuthandazelwa osesihlalweni esilamavili hlolani inamba yakhe yiyo leyo inamba yakhe ikhosikazi elisethaleni yokulala aha bayitholile ba sekukhona konke manje kukahle kulungile manje lina bantu elile khadi lokuthandazelwa liwabambe sizasebenza ngomusa kaNkulunkulu manje bangane lobu buyibusuku bokucina esiza kuba lawo kusasa isonto emini kasi zithuliseni ngokwethu manje khupha nje konke ukungakholwa olakho futhi lawo wonke lomcabango ongayisiwo futhi ubeke phansi esibuyeni njalo ubeke unyawo lwakho phezu kwawo nxa ungathiwo uthi Nkosi Jesu ngiza kukholwa wena bangaki abangakwenza lokho ngiyabonga uNkulunkulu alibusise manje akungasuki muntu hlalani sibili lithulisele njalo likholwe khangelani ngapha futhi kathesi likhangele ukubonakaliswa kukaNkulunkulu kuhlezi kuyikwazi kungabona ngaphambili lokhu obekukhona njalo kutshe lokhu obekukhona kunjani lokhu kumbe okuza kuba khona siyakwazi lokhu babe saziwa njalo abaprofeti baziwa njalo uJesu njengomesiya futhi lamuhla yena ungumesiya ofanayo njengoba yena wayenjalo khona kuphela engelamzimba obambekayo lapha emhlabeni yena wathumela umoya wakhe ewuphendukisa ukuzosebenzisa umzimba wakho umzimba wami manje unga ungenelisi ukwenza lokho siyakwazi empalweni kulo yedwa esizukulwane kodwa boni kodwa ngokunjalo ungakholwa khulu njalo kulezinye izinto ongazenza wonke umuntu nxa umune wami ungakhetha ngoba kayisilo ilihlo lami ukuthi kawusoze ube ngumune wami njalo futhi nxa lingalo ingathi angisayi kuphakama futhi ngoba nxa ngingasolihlo kumbe indlebe kangiyikuba ingalo indaba kuzalimaza umzimba wami ngoba yilokhu uNkulunkulu akubeke ukuba yikho kukangaki ngiyabuka u-Oral Roberts uBilly Graham Tommy Osborne abanye balawo madoda bayangena phakathi lapho futhi bethi uthuma kuNkulunkulu kukholwe khona ukholo lokuphikelela basuke bahambe baphume phandle nje bebatsha ngendlela abangaba yiyo uBilly Graham uyama lombiko njalo akhulume ebantwini imzuzu emlutshwane athi yenza ukhetho lwakho buya elathini ame nje khonapho angaveli enze okunye ukunyakaza wathi ngakho kungani usenza lokho Billy wathi umbiko waphuma wona wavela kuNkulunkulu lokho kuqondile usebandleni lelo leSodoma khona sibili okufanele kube yikho ibizo lakhe licina ngo HRM sukela kuAbraham amabala ayisithupha Abrahama waya ele sikhombisa bona isithunywa sebandla leli phansi khonale ebhabhiloni qiniso akula muntu elizweni owubambileyo lo umbiko wokuphenduka njengobilly graham ume khonapho asuke khonapho njalo aye kudla isiteki esilamathambo uthi futhi ayelala anathe ucago lwempuphu kuhle konke lokho futhi lapho sokufanele ume futhi ulwise amadimoni kwesinye isikhathi eLong Beach mfowethu Jack futhi lami ubaba wakho wayemi lapho futhi lapho kwakumi umnufula Charles Fuller umfowethu olungileyo emile lapho ejumayela phose inkulungwane ezimbili kumbe ezintathu zabantu phakathi lapho leyo mini sahlala njalo salalela emhlanganweni wakhe ngangiqatshe i-auditorium ngemuva kwakhe futhi wema khonapho njalo wakhuluma okukhwabithekayo futhi wathi ukhona yini lapha ofuna ukwamukela uKristu abantu ababili kumbe abathathu babuya behla ukuzonikela abantwana babo omunye wesifazana wathi kade efuna ukwamukela weza phezulu njalo wanikeza umthandazo omncinyane omunye wamadikoni wabuyela wahlala phansi baxawula izandla bachibili kanjalo baphuma bahamba kwakukhona abakhaliphileyo bakhe iqembu labantu eligqokela chen iphuma phandle khonapho nampo besiza abami izigoga izitulo ezilamavili iziphofu izilima abangaphilanga abalimeleyo lapho ukholo lwakho lukhangelane lento enjalo manje lapha kuyini engithe uKristu uyikho mina futhi manje abangakholwayo behlezi khonapho befuna ukuthola iphutha elilodwa bona bezama ukuthola iphutha elilodwa khumbula lapha kungasikude eToronto thina sasimile lapha ijumayela sikhulekela abagulayo ngaqhubeka ngisizwa umoya ongajalwekanga wawuhlezi ngapha kwesenxele sami ngaqhubeka ngikukhangele kwakule ndoda eyayihlezi khonapho ixuku lalimqatshile ukuba abuye lapho azongifaka isiphoso wayehamba ibhoda kambeni zamabutho njalo ebayenzi bahambe ngezandla zabo njalo bekhunkothi njengezinja lezinto amaphoso ngawuzwa umoya omubi lo angizange ngibekwazi ukuthi kwawuvela ngaphi ngaqhubeka ngikhangele ngabona lelo thunzi elimnyama ngalindela nje imzuzwana emlutshwana ngathi wena mntana kasathane kungani udevele kuphumputhekise ingqondo yakho entweni enjengaleyo ngoba ubuyile ukuzomisana loNkulunkulu umisane lomoya kaNkulunkulu baza kuthwala uphume phandle kwalapha wawoma umhlubulo khonapho esihlaleni sakhe njalo lokhu esawome umhlubulo bona asidlali bandla bangaka asebake baba semhlanganweni futhi bebona izinto ezifanayo senzakala liyazazi izinto ezenzakalayo sibili yikho lokho khumbula ngobani wobani ngabahloniphayo manje nangu ngibona ngani umuntu waqala yikho lokho na manje bona sengichumayele ngalitshela kanye okwakufanele kwenzakale kulolo suku manje leso isibonakaliso nxa sisenzakala yikho obe kuyisibonakaliso ngakho kukholwa ilizwi elilandela isibonakaliso bona manje nangu owesifazane khona sibili lina elibatsha lo ngujohane ongcwele 4 lapho inkosi yethu ujesu yahlangana lowesifazane emthonjeni babe ngakaze bahlangane phambilini empilweni futhi yena wamtshela owesifazane ukuthi uhlupho lwakhe lwaluyini futhi wasenanzelela ukuthi lo kwakungumesiya liyayazi indaba nanko njalo futhi owesilisa lowesifazana bahlangene manje kayisuye umfazi njalo kangisiyo leya ndoda kodwa lokho kungunkulunkulu ofanayo bona manje uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo ngiza kuyenza lani ongcwele uJohane 14:12 manje nina ngingakwazi wena angila mqondo wokuthi umeleni khonapho ngaba kuluhlupho lwendlini ngaba ngokomunye othile mhlawumbe uyagula mhlawumbe umile khonapho ufanisa enye into nje nxa kuyikho thola nje ukuthi kwenzakalani bona mhlawumbe ulingisela olunye ulutho loba kuyini angi ungaba ngumkholo oqotho lokho angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi kodwa uzabakwazi ukuthi yena ukutshele iqiniso kumbe hatshi ngeke ukwazi na nxa kuliqiniso uzaba kwazi manje bona yikho ukholo lwakho okumele luye khona uzathanda njani ukubuya lapha manje nxa loba kungubani okholwa ukuthi ayisikho wena buya lapha njalo uthathe lo ogulayo buya lapha njalo uthathe bonke babo ngakho nxa ungeke ukwenze ngakho unga ngisoni bona. Manje khangela lapha thathe wethu okomzuzu owodwa nje. Manje angila lwazi akula lutho mayelana ngawo. Ungwesifazana nje umila. Manje nxa inkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lo engimqinise ngeBhayibheli ethembise ukuthi uzaphenduka kulezi insuku zocina futhi azizambule ngokwakhe ekugcwaleni komoya wakhe. Njengebandla liphakama njengoba kubuya kuvela emuntwini yonke indlela kusukela enyaweni ubuye emlenzeni. Phezulu khona ekhanda njalo ikhanda liyinhloko yomzimba futhi umzimba ukhuphukile kusukela kubandla lakuqala usiza khona phezulu kulokho ekuguqulweni sekuphakeme kwaze kwaba kathesi ubuye ngokulungisiswa okungcweliswa ubhapathizo lomoya ongcwele kathesi sokuyinhloko uKristu esiza emzimbeni umzimba kaKristu yena nguye lo owazi sandla sami ngasazi ukwenza ngekhanda lami nje kodwa yena nguye lo okwaziyo yiso isizathu yena elilizwi kangisilo ilizwi ngingumuntu kodwa uyabona yena usebenzisa umzimba lo ngoba yena wafa ukungcwelisa umzimba lo ukuze yena awusebenzise njalo aphe isipho nje ngoku donsela phandle egiyeni ngakho umoya ongcwele ubusuthatha indawo ngakho nxa yena engachaza kumbe akutshele okwenzileyo lokuthi ulandeni lapha kumbe enye into mayelana ngawe uza kukholwa na futhi lo mputhano uzakholwa ngokufanayo mayikunike khona inkosi uNkulunkulu manje ngiyathatha umoya wonke phakathi lapha phansi kokunqanda kwami ngisenzela udumo lukaNkulunkulu manje hlalani lithe cwaka lingahambi hambi khangela lapha nje okwesikhatshana khangela ngakini njengoPetro loJohn bathi bedlula ngasesangweni ngamanye amazwi lalelisisa nje kulokho engutshoyo bona uJesu wabuza owesifazana imibuzo emlutshwane nginika mina nginathi bona bengichumayela into efanayo ubaba ungithumile mina phezulu lapha eBaton Rouge ngelapha ubaba wathi yena kwakudingeka ukuthi adlule ngeSamaria wahlala khonapho owesifazana wayengokuqala ukuza kuye yena wenza leso sibonakaliso esisodwa kulo owesifazana njalo wonke umuzi waphenduka umahluko onjani okwa uyacabanga nxa yena engenza into efanayo lobo busuku ucabanga ukuthi yonke iBaton Rouge izaphenduka ngiyakuthandabuza lokho akunjalo la kuwe kimi sibili kunjalo kodwa sise sukwini zokucina lapho ububi sobububi kakhulu kula lokho okwake kwazakala manje izimo zakho ulapha ukuzothandazelwa yikho sibili futhi ubulawa isimo somphimbo nxa kuyikho lokho phakamisa isandla sakho hathi lokho kuphela kodwa ukhona omunye omkhulekelayo ngumntwana njalo lo mntwana ulesimo somphimbo futhi isimo somphimbo womntwana ngokumilayo emphinjeni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzamsilisa laye leyo Henk esesandleni sakho osiphakamisileyo kuNkulunkulu njengobufakazi ungakuthandabuzi kathesi hamba futhi uyobeka iHenki leyo emntwaneni ungathandabuzi ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu uzaselisa lonke lobabili njalo alenze liphile ungakwenza lokho ngakho wena hamba futhi inkosi ibe lawe.
We are strangers too. Do you believe?
Amen.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen.
Kunjani wena? Kasazani lawe. Liyakholwa na? Yiso isibonakaliso. Manje ilizwi yileli. Phendukane elizwini. Angikwazi, yena uyakwazi. Nga yena engangitshela enye into mayelana ngawe ngakho ke uzakholwa khona ukuthi lelo ilizwi engelikhulumileyo lizaqiniswa yiso yiso isiqiniseko sakho bona ngithe ukwenzile yena lokho ngikuprofeta manje nxa isiprofeti sicwaliseka ngakho yena wathi kuzweni khona olesimo esidluliseleyo sokwethuka leso osigulayo ukwethuka futhi kulethumba njalo ithumba lisenyaweni lwakho yikho kuqondile ayisiko na manje uyakholwa na ngakho hamba endleleni yakho futhi ukholwe futhi njengoba ukholiwe ngakho kuza kuba njalo kuwe. Kunjani wena? Angikwazi wena kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela inhlupho zakho. Khangela kimi. Ulenhlupho kodwa sibili kumele lapha omunye umuntu. Futhi ngulo owakhuliswa lawe kudadewenu lokho yikho manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi kuyini okubi ngodadewenu lo uzakwamukela kulo hlupho lwenhliziyo lokho yikho uyakholwa ukuba uyakusiliswa kathesi ngakho mayelana lokukholwa kwakho akube njalo kuwe buya nina kunjani wena nxa uNkulunkulu angangitshela ukuthi uhlupho lwakho kuyini kumbe okwenzileyo kumbe okunye kuzakwenza khona ukuba ukholwe uyakwazi ukuthi mina angikwazi wena lokho kuza kuba izimilo zakhe zizibonakalisa zona ngokwazo kimi mayelana ngelizwi alithembisayo yena uyakukholwa lokho lawe ungomunye olenhlupho njengowesifazana weminyaka yakho angaba lazo kodwa umcabango wakho omqoka umayelana ngomunye umuntu isifiso sakho kuNkulunkulu udinga uNkulunkulu hatshi ngokwakho kodwa okomunye othi leyo yinto yindoda yakho kuthi kulo hlupho lwenhliziyo uyakholwa ukuthi yena uza uNkulunkulu uzamsilisa hamba ukholwe ukuthi ngoba ukukholiwe ngakho kuza kuba njalo kuwe manje bona bonke ukuthumayela ukwehola lelo ebengikade ngikuthumayela lokho lokho loba bekuyini abantu abathathu kumbe abane sebedlulile manje angisakwanisi ukuma lapha bona lonke ixuku nje likhangeleka njengecagu khonapho lapha bona uJesu wathi amandla aphume kimi futhi nxa owesifazana oyedwa ethinta isambatho sakhe kwakhipha amandla kuye futhi yena indodana kaNkulunkulu pho mina isoni esisindiswe ngumusa wakhe yena wathi izinto mina engizenza lani liza kuzenza eziningi kulalezi lizazenza ngiyakwazi iKing James ithi okukhulu kodwa nxa ungathatha elato likelwa kuqala lithi eziningi kulalezi lizazenza akula ongenza okukhulu yena wavusa abafileyo njalo yena wamisa imvelo futhi wenza into yonke kodwa yena wathi eziningi kulalezi lizazenza ngoba ngiya kuba umhlaba awuyi kungiboni mina kodwa izangibona mina ngoba mina khangela mina umina uyisabizwana somuntu mina ngizakuba lani ngibe phakathi kwenu ngakho ke akusenguye umuntu kunguKristu ngitsho lokho ukuzinyikinya nje kancinyane ukuthi ngiziphendukise ngokwami uyafika endaweni kuze kuthi emva kwesikhatshana kayisikho lapho kusase phezulu le kumbe phansi lapha uphakathi laphakathi bangakabakuzwisisayo lokho ngiyazi licabanga ukuthi liyazwisisa lami futhi belikwazi ukuthi izimbongi njalo laba prophet bahlezi begula imizwa bangakabakwaziyo lokho bangakabake bezwa ngo William Cooper imbongi engumngisi uyazi wabhala khona umthumbu ogcwele igazi elimunywe emathanjeni kaEmmanuel ngemva kokubhala leyo ngoma lezwa ukuthi kwenzakalani kuye ngama ngasethuneni lakhe kungasikude wazama ukuzibulala njalo wasegalula emfuleni bangakabake bezwa ngoStephen Foster wanika imelika ingoma zayo ezinhle zamasiko wayelakho ekhanda hatshi enhlizweni sonke isikhathi ukuholwa kumtshaya wayebhala ingoma ngakho lapha ukuholwa kumtshiya azange azi ukuthi azenzeni ngokwakhe njalo waselahleka yena wayenathile futhi ekuqineni eqala ukuphuma ekuphefumulelweni wabiza inceku njalo wathatha ireza njalo wazibulala lokho yikho khangela uElijah umprofeti yena wahamba phezulu le njalo wabiza umlilo uvela ezulwini wabiza izulu livela ezulwini ngosuku lwakuqala njalo wavala amazulu njalo wenza konke lokho ngakho ukuholwa kwathi kumtshiya wahamba phandle enkangala njalo wafuna ukufa futhi uNkulunkulu wamfumana ngemva kwezinsuku ezingamachumi amane echochobele ebhalwini yikho lokho khangela uJona umprofeti ngemva kokupha umbiko wakhe wahamba phezulu njalo wahlala phansi eqaqeni wacela uNkulunkulu ukuba amthiye afi yekela inceku yakho isuke ngokuthula abantu ngabakuzwisisi khona hatshi angeke lami ngikucasise kumbe akula omunye umuntu awungeke umcasise uNkulunkulu uNkulunkulu kaziwa ngokucubungula ngokwesayensi uNkulunkulu aziwa ngokukholwa siyamkholwa yena ungakucasisa njani kungaba yikukholwa njani futhi siyamazi uNkulunkulu ngokukholwa ibandla kalisoze lazi ukusebenza lokukhathala lemizamo lokulingwa okuzame ukuletha wona umbiko yena uyakwazi umvuzo wami awuvele ebantwini khangela lapha nina yebo masinyane lo owesifazane ulethunzi lokufa uNkulunkulu engekela ukubuya owesifazane khonapho. Ngiyabona aliboni ubunyama obulenge kuye. Uza kufa kona sibili njengokuba khona kumhlaba. Lapha kungasikude bathatha umfanekiso wento enjengaleyo futhi ngilayo ngekhaya ulethunze elimnyama elilenge eduzelaye ulethunzi lokufa. Leli nini elincinyane libe lokuhlinzwa futhi kulokhu kuhlinzwa babe hlinza imvukuzane futhi kathesi usele nhlupho yonke imhlobo yeye awu ubunzima nje. Enye into ubuthakathaka awenelisi ukuphakama. Enye into lapho esinyeni uphuma ubomvu. Manje ukuze ubone ukuthi angitsho lutho nje bona yikho lokho. Kodwa nina udokotela wazama ngiyambambaza kulokho kodwa ubengumuthi kodwa uNkulunkulu ungumsilisi uza kufa unjalo uyenze konke angakwenzi uyakhola ubuya lapha okomzuzu nje.
By the commission given me by Almighty God, witnessed to me by an angel, which is present now in the form of a pillar of fire, I condemn this devil that's taken this woman's life. In the name of Jesus Christ. Amen. Go believe now. With all that's in you, believe.
Ngomlayezo ophiwe kimi ngosomandla, uNkulunkulu. Wafakazelwa kimi ngengilosi ekhona kathesi esimeni sensika yomlilo. Ngiyathuka ludeveli lo othatha impilo yalo owesifazane ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Hamba ukholwe kathesi ngakho konke okukuwe. Kholwa ulo hlupho olubulala abantu abaningi kulayo yonke enye into uhlupho lwenhliziyo bathi ukuthi ngumkhuhlane ophambi kwayo yonke kodwa kayisikho nomzane isono yiyo umkhuhlane ophambili ekukholweni. Uyakholwa ukuthi yena uyenelisa ukusilisa inhliziyo njalo akwenze uphile. Ngakho hamba kukholwe khona uNkulunkulu akubusise. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu angasilisa umhlane wakho njalo akwenze uphile? Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kamba ukukholwe dadi. Ukhangele ukuthi kuyini okwenzakalayo kuwe. Uza kuba ngcono. Umkhuhlane wamathambo kanye lohlupho lwenhliziyo kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakwenza usile ngenhliziyo yakho yonke. Uza kwamukela na mayelana njengokuba ukholiwe iyo indlela okuza kuba ngayo kuwe. Manje hamba ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke njalo uNkulunkulu uza kusilisa. Wena lawe ulohlupho lomhlane uyakholwa ukuthi uJesu Kristu engakusilisa? Hamba manje ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Angeke ngikusilise. Bona iprostate kwethuka futhi lawe ulomkhuhlane wamathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusilisa akupholise? Uyakwamukela? Hamba njalo ukukholwe ke. Ngokuhlalisa uvukile isikhathi esinenge ngokukhwehlela kodwa uNkulunkulu uyasilisa i-asthma, uyakukholwa lokho? Uyakholwa ukuthi yena uyakusilisa kathesi? uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga ngokukholwa lwakho. Nxa ngingeke ngitsho ilizwi kuwe, ngibeke nje izandla zami kuwe, ubuza kholwa, buya lapha. Ngiyabeka izandla zami kuwe ebizweni likaJesu Kristu, njalo lowo mkhuhlane wamathambo ukuthiye wona uyasuka.
Come, sister. You believe?
Buya, buya, dad. Uyakholwa?
Awu,
lokho kuyamangalisa. Ngakho hamba uye kudla ukudla kwakho kwantambama ke futhi isisu sakho sizaphola. Inhlupho ezinenge zomhlane bekuhlupha okwesikhathi eside. Hamba ukholwe, hamba ukholwa ukuba uza kuba kahle njalo uNkulunkulu uza kwenzela lokho wena. Amen. Kuhle lokho. INkosi ikubusise mfowethu. Amen. Ithukela kayisilutho ngokuthi uNkulunkulu ayisilise yena angabenza baphile. Uyakukholwa lokho? Kulungile, kwamukele khona njalo uhambe umkholwa yena kathesi ngenhliziyo yakho yonke. Lawe futhi ulayo egazini lakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusilisa? Hamba ukholwe ngenhliziyo yakho yonke njalo usile. Uyakholwa yena ukusilisile lapho lokhu ukuthaya? Yena ukwenzile uhlupho lwamanina, uhlupho lwenhliziyo. Uyakukholwa khona? Hamba usile ebizweni likaJesu. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa umhlane wakho? Izinso zakho ziza busise wena obeka nje uhambe. Angisilisi, angeke ngisilise, kangisuye msilisi. ucabanga lapho yena ekhuluma mayelana ngomhlalo wakhe uyakholwa usilile nawe ulungile khamba nje ukukholwa khona ngakho khamba nje ukukholwa khona ngenhliziyo yakho yonke lo wakho njalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusilisa hamba ukukholwa khona ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu uzakupha khona kuwe nqa kufanele ukukholwe loba kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusilisa la ulungile uNkulunkulu kakubusise hamba uqobeke nje futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke buya nomzane ithonsi elidala elimhlophe ithontela phansi ukuhlolwa kwalokho kuzatshengisa ithuke uyakholwa ukuthi yena uzakusilisa asiye eCalvary ukuya omba igazi kaThesi ngokukholwa ebizweni likaJesu Kristu makasiliswe amen uNkulunkulu akabusise fowethu kholwa ngenhliziyo yakho yonke uyakholwa linake abanye be emphakathini kaThesi ngiyakholwa ngenhliziyo zenu zonke uJesu Kristu ungofanayo izolo namhla laphakade ngiyakukholwa lokho linake ngapho kulesi siqinti inina elincinyane elihleziyo elingikhangeleyo ngale ebulawa luhlupho lwamanina uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa ogqoke ijazi nje elincinyane eliluhlaza kulungile kholwa kathesi uJesu Kristu sekusilisile kulula nje lokho inina elihlezi khona ngemva kwakho inwele ezimnyama uthi ngiyabonga kuwe Nkosi enye into imchayile azanga ukuthi bekuyini uhlupho lesinye lukuthiye uhlezi khona lapha khona ngamuva kwenina elisilisiweyo khona manje nxa ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke khonapho nina kunjalo kulungile phakamisa phezulu isandla sakho nxa ufuna ukwamukela uNkulunkulu uyakusilisa lokho ke phansi lapha umunye phakathi lapha emuva phakathi kombuthano manje lihloniphe sibi linganyakazi bona limkhuhlane iyahamba kusukela komunye isiya komunye wena ke numza lindoda ekhulileyo ehlezi lapha kulesi studio uyakhona khona uNkulunkulu angakusilisa umkhuhlane wamathambo ukuthi isifo esifubeni uyakholwa uNkulunkulu uzakusilisa lokho kunjalo kulungile ungaba lakho lokho okucelileyo nxa ungakholwa ucabanga nina elihlezi eceleni kwakhe uyakholwa la uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini ukhatshana sibili kakhulu lami umkhulu yena nje kathesi uyakholwa ukuthi ngikutshele iqiniso ngakho ukupumpa kwegazi okuphezulu kuza kwehla uyakukholwa khona uphakamisele phezulu isandla sakho lawo ubuzama ukumkhuthaza uyakholwa uNkulunkulu angangitshela kuyini ubulomoya omuhle kakhulu ukumsiza manje uNkulunkulu uza kuba lomoya omuhle ukukusiza ulohlupho lukamoya obelukuhlupha nxa kuyikho zungeza isandla sakho kanje kuzaphela kathesi yena ukwenza kuluka bangaki abakholwayo bangaki abeni abaza yemu abange isibo maKristu aba abezwa ukuthi ubuko buka Jesu Kristu bulapha abangathanda ukusukuma kathesi bethi Jesu ngizathanda ukuzibonakalisa njengesoni wena ungangixolela izono zami sukumani ngezinyawo zenu uNkulunkulu akubusise nomzana uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise yikho uNkulunkulu akubusise wena lokho yena uyakubona yena uyabhala ibizo lakho lapho usenza lokho ngale lapha kubhala ikhoni sukumani lithi Nkosi Jesu ngifuna ukuzibonakalisa ngifuna isihawu umphefumulo wami uNkulunkulu akubusise nomzamo ngifuna isihawu Nkosi Jesu kawuboni mngani nguye yena lapha uNkulunkulu akubusise ja uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nina elincane iyo into enkulu kulazo zonke owake wazenza manje omunye othile ongakazi akwenzi sukuma uthi ngifuna ukubonakaliswa Nkosi Jesu ngiyabonakalisa ngokwami lobu busuku lo ozavuma isono sakhe uzathola isihawu lo ofihla isono sakhe kayi kuphumelela ungakwenza ebukhoneni bakhe uNkulunkulu akubusise ngifuna uNkulunkulu akubusise yebo futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nomzamo uNkulunkulu akubusise nina inkosi ikubusise uthi kuyatsho ulutho lokho phakathi kokufa njalo lempilo yiwo umehluko uyananzelela na ubukho bakhe lapha uyakunanzelela lokho uyakuzwa lokho bona uyakubona khona uyakubona khona sebenzi uye yena yikho kanye yena athi uzakwenza yena uyakukholwa khona omunye othile othi ngifuna ukuzibonakalisa ngokwami njengesoni Nkosi wena ngiyithethelele izono zami kathesi nxa uvele umile phakamisa phezulu nje isandla sakho abanye benu ngase midulwini phakamisa uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise
omunye othi phezulu kubalkoni kusiya emuva wothi ngifuna ukuzibonakalisa ngokwami Nkosi Jesu ngicela ungihawukele lobo busuku ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu lo oza kungahlulela mina ubukho bakhe bukhona kathesi
yena uyakwazi ukuthi yena ukhuluma enhlizweni yami njalo engitshela ukuthi ngiphambanisile ngifuna ukusukuma njalo ngithi ngiphambanisile ngiyavuma ubobe bami wena uyangisola enhlizweni yami yiso isizathu ngimise umzila wokuthandazelwa uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ucabanga ukuthi ngikumiseleni lokho ngikumisele ngoba bengikwazi ukuthi bekufanele kwenzakale manje kulabanye lapha ngeke lisukume sukuma njalo uthi enye into ikhuluma enhlizweni yakho phambanisele uNkulunkulu akubusise nomzana uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngiphambanisile ngiyithethelele Nkosi ngiyazibonakalisa ngiyasukuma Nkosi ebukhoneni bakho ngiyakwazi wena ulapha wena kufanele ube lapha wena wathi le kuzakuba into oza kuyenza wena manje mina ngiyabona isibonakaliso futhi ngiyazi sesichasisiwe kimi ukuthi lokho yikho okufanele kube isibonakaliso salolusu ngiyalizwa ilizwi elibizela emuva ekuphendukeni nanko ngilapha Nkosi ngiyakholwa isibonakaliso ngiyalizwa ilizwi elikhuluma kuwe kathesi phendukani abahlakazekileyo phendukani nkanyezi ezulayo phendukani lina elixothelwe phandle phendukani lobu busuku kuphenduke sukuma nje futhi uthi ngiyazibonakalisa ngokwami njengesoli ngicela ukuhawukelwa ungakwenza omunye futhi uNkulunkulu akubusise nina uNkulunkulu akubusise phezulu lendodana nxa ngikweqile yena angeke uNkulunkulu akubusise nina lokho kuhle sibili lokho kuhle sibili omunye futhi gcina nje ngifuna ukubambelela okulingana lomzuzu nje ngoba ngilokho ngisizwa umthwalo lapha bona omunye futhi uNkulunkulu akubusise nina iyo indlela yokukwenza khona yikho lokho omunye futhi ufuna ukuzibonakalisa ngokwami sukume nje ngokwami futhi ngithi ngiphambukile ngicela isihawu ungakwenza khona bona masinya lapho singakayiphambili sukuma futhi ngifuna ukuzibonakalisa ngokwami Nkosi Jesu uNkulunkulu akubusise nina elincane uyazi mhlawumbe ungakafiki ngekhaya kodwa ngesinye isikhathi kumbe okuthile kuza kuba lenkungu eqanda ebuya ebusweni bakho mhlawumbe okunye ukusa udokotela uzabuya njalo azwe ukuchaya kwenhliziyo yakho phezulu emkhoneni wakho akusela okunye okungenziwa ngakho uzezwa amagagaza aqandayo wokufa endendela ebusweni bakho uza kukhumbula lokho okwenzileyo khumbula ngeke bakungcwabe okutshona kakhulu ngeke benze lutho kuwe uNkulunkulu wathembisa ngiza kuvusa njalo esukwini lokucina khangela lo ozwa amazwi ami ukuthi akholwe kuye ongithumileyo mina ulempilo engapheliyo asoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni omunye cishe lokho nxa esenelisa uJesu Kristu wakutsho lokho lo okholwayo yilo ozwisisayo ilizwi lami njalo akholwe kuye ongithumileyo mina kule mpilo engapheliyo ngasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni ngoba ukholwe kuyo kuphela indodana kaNkulunkulu ezelwe yona uNkulunkulu ayivusayo iminyaka eyinkulungwane ezimbili ezedlulayo futhi uyaphila lapha lobo busuku etshengisa izimilo zakhe zokuvuka kwakhe ngaba khona omunye ongasukuma ngemva kwalokho omunye othi ngifuna ukukwamukela khona ngifuna ukumamukela yena uNkulunkulu abusise uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kakhulu nina elincane leyo yinto yobuqawe ngifuna linanzelele ngakhangela ukubizwa eLatin lapha sikhathi esithile esidlulayo abantu besiza behlafuna amachinga beqwebana eceleni kodwa nanzelele ukuqiniseka ebusweni babantu lapho bona besifazana abancane loba ngemva kokuba sola ngenwele zabo ezikeliweyo bexombile belalokho ukusicomba lenwele ezigeliweyo basukumile nje ngokufanayo ngiyisoni ngihawukele mina uNkulunkulu yizo lezo mbewu zilele khonapho ukukhanya uphumele phezu kwakho futhi bayakwazi lokho uNkulunkulu alibusise asikhothamiseni amakhanda kathesi ngifuna wonke umkholwa lapho omiyo eduze lo muntu osukumileyo beka isandla sakho kulowo muntu ungakwenza lo osukumileyo bemile duze kwe nga ungumKristu beka isandla sakho phezukwawo dadewethu mfowethu ngibeke isandla sami kuwe manje ngizakhuleka baba osezulwini kulalabo lapha lobu busuku abakukholwayo wena ezinye imbewu ziwele eceleni kwendlela wena uthi inyoni zabuya lapho futhi zayithatha ezinye zawela njalo endaweni lamathi lameva lasekukhuleni kodwa ezinye zahamba khona emhlabathini omuhle ovundileyo futhi lobukho bakho bulapha lobu busuku busuthise abanenge lapha lobu busuku ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ukuthi wena uyaphila kuze kube nini lanini futhi wena uthembisile ngoba wena uyaphila singaphila lathi Nkosi Jesu basukumile futhi bama njengoba ufakazi ukuthi bakukholiwe wena manje Nkosi yakwazi wena uzabamela bona kulolo suku siphe khona Nkosi yabanikeza ku ebizweni likaJesu Kristu mabahambe ebandleni eliqondileyo njalo bebhabhathizwe ngobhabhathizo lwesiKristu mabazihlanganise ngokwabo lamaxuku athile amakholwa alungileyo mabagcwaliswe ngumoya ongcwele mababe ngumvuzo wevangeli amathi aligugu emqeleni wakho kulolo suku futhi nxa ngingeke ngibabone njalo kuleli cele lwalolu suku olukhulu mangibabone ngalolu suku njengasembonweni besithi awungikhumbuli mina kwakuseBaton Rouge lobo busuku engasukuma khona siphe khona baba banga bakho ngebizo likaJesu Kristu lapha kule phambi kwami kule bhokisi lamahenki lezicathulo ezincane lezinkulu amahenke lamalembu namafasikoti siyafundiswa ebhayibhelini ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu ongcwele amahenke njalo lamafasikoti imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini manje baba siyakwazi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele kodwa wena ulokhu ungunkulunkulu ofanayo ngakho ngiyakhuleka ukuba wena usiphe impumela efanayo ngokuqiniseka lesi sizukulwane sikholwa abazange bakholwe uPaulu ngoba wayengoPaulu bakholwa uPaulu ngoba wena wazibonakalisa ngokwakho loPaulu manje bakholwa okufanayo lobo busuku Nkosi ukuthi ubonakaliswe wena phakathi kwethu lobo busuku njalo ngolunye usuku sithi omunye umbhali wasitshela ukuthi Israyeli wayesemgwaqweni esiya elizweni lesithembiso futhi ulwandle olubomvu lwama endleleni ukuba vimba ulizwe lesithembiso umbhali wathi ukuthi uNkulunkulu wakhangela phansi ephakathi kwensika yomlilo ngamehlo azondileyo lapho ihamba phezu kuka-Israyeli yona yenza ukumphuphutheka ubunyama bongakholwayo futhi lokukhanya ku-Israyeli futhi lapho lolo lwandle olubomvu lusima endleleni lwesaba futhi lwagiqikela emuva futhi u-Israyeli wacaphela elizweni lesithembiso emhlabathini owomileyo Nkosi uNkulunkulu khangela phansi lobo busuku ngegazi likaJesu Kristu indodana yakho lapho ngibeka izandla zami phezu kwalamahenki lapho ebekwa phezu kwabagulayo makuthi umoya wakho ongcwele Nkosi ngikhangela phezu komuntu lo futhi makuthi umkhuhlane usuke kukho futhi makuthi baqaphele elizweni lelo lokuphila kuhle lokuqina lokho iBhayibheli elathi phezu kwezinto zonke ukuthi bafisa ukuthi sizakuphumelela ekuphileni siphe khona Nkosi ngiyawathumela ebizweni likaJesu Kristu amen mina ngiza landela lapho yena engiholele asihlabeleni nje ngiza landela ngiza hamba la manje ubukho bakhe bulapha asimkhonzeni yena ngengoma kamnandi yonke indlela ngayihlabelela yona sibili kanje lapho yena engi kholela khona ngizalandele lapho yena engiholela khona ngizalandele lapho yena engiholela khona ngizalandele ngizahamba. Nxa ungathanda kathesi uphakamise isandla sakho. Laye yonke indlela. Asisukumeni kathesi, phakamisa izandla zakho njalo. Laye phakathi kwesimo. Sonke sihlabele emoyeni manje umbiko oqumayo sibili. Asimkhonzeni yena ebukhoneni bakhe, yena uthanda ukukhonzwa. Ensimi iza hamba lai phakathi kwensimu. Niza hamba lai lai yonke manje. Asivungameni yona nginga manje. Nxa usenza lokhu ufuna ukuba qawulani izandla lomunye uthi uNkulunkulu akubusise sihambe. uNkulunkulu akubusise sihambe njengalokho simunye munye lamunye Methodist njalo lompaptist Presbyterian ama Pentecost sonke siqawulani izandla munye lamunye. uNkulunkulu akubusise sihambe yikho esiyikho izihambe ensimini. uNkulunkulu akubusise sihambe. uNkulunkulu akubusise ensimini. Manje siphakamiseni izandla zethu. Ngizo hamba lai. Oh lai yonke indlela. Asikhothamiseni amakhanda ethu ngokuthobeka emkhulekweni. Lingakhohlwa ekuseni isikolo sesonto ngenye indlela kumbe okunye. Ngizwa ubukho bukaNkulunkulu buqotho enhlizweni yami. Kunzima kakhulu kimi ukuthi ngisuke lobo busuku. Ngenye indlela ngizwa umoya ongcwele ukuthokozile lobo busuku. Engxenye siza kuba lomhlangano omuhle kusasa, sibona abantu besiza kuKristu. Uyabo omunye umangele kungani ngingazange ngenze ukubiza eLatin. Ngiyamelela ngize ngiholelwe ukwenza bona. Ngilethemba lokuthi bonke abaphakamise izandla zabo kumbe basukube. Ngilethemba lokuthi lizakuba sebandleni elilungileyo kusasa, lithathe indawo yenu phakathi kwamakhulu. Lapho sisakhothamise amakhanda ethu, sizacela umelusi lapha ukuthi abuye phambili nxa ethanda ukusitshayisisa. uNkulunkulu alibusise kathesi amakhanda ethu lenhliziyo kukhothanisiwe phambi kaNkulunkulu.